ukutadisha ilizwi lakhe eliligugu. Ngingenile isikhatshana esedluleyo futhi bengithwele amabhayibhili amabili futhi ngibe lengxoxiswano encinyane lekhosikazi emuva lapha futhi ngamtshela ukuthi nxa ngingatshumayela ngawo omabili ngingaba lesifundo esihle sibili. Kodwa lesi yisichazamazwi sesigriki, ngakho enye into nje engifuna ukuyibala kuleyi lobu busuku kuyikutolikela kwebala ngebala kusuka kusigriki sekuqaleni kusiya kusilungu. Futhi ibe lusizo oluningi kimi ngokuya kwesikhathi, futhi ngifuna ukubala nje enye into kiyo, ngoba manje sitadisha kuleli bhuku lamaHebheru. Futhi sesisiza manje nje kumitsho ejulileyo sibili. Futhi ngitshele umfowethu nevayili imizuzu emilutshwana edluleyo singena kungxenye lapho abantu abanwaya amakhanda abo futhi bathi ayikukholwa lokho. Bona yiwo umfanekiso esingena kuwo, yikho lapho esikuthanda khona. Omunye umtshumayeli wathi kimi, wathi awu, ngithemba kuza kuba lokunwaya amakhanda okuningi. Ngathi yikho lokho esifuna ukukwenza. Bona iBhayibheli lingaba lomutsho owodwa kuphela, alingeke libe lemitsho emibili. Futhi nxa ingxenye eyodwa eBhayibheli isitsho into futhi enye ingxenye yeBhayibheli itsho okunye, khona-ke enye into kayilunganga. Bona kumele litsho into indlela yonke kusiya. Kodwa khumbulani, ekutadisheni iBhayibheli kufihliwe emehlweni abahlakaniphileyo labaqedisisayo futhi kwanjulwa ezinganeni, ngoba kungokwebhuku likamoya. Futhi akusilo bhuku lasentshonalanga, libhuku lasempumalanga, futhi kulento eyodwa engalichasisa, futhi lowo ngumoya ongcwele. Ngiyazi ukuthi omunye lomunye wethu ufuna ukutsho ukuthi umoya ongcwele uyasitshela lokho esikukholwayo kilo. Awu, manje wonke umbhalo uhambelana khona kanye ngokufanayo, khona-ke lowo ngumoya ongcwele. Nxa kungahambelani futhi kulo mkhandlo lapha futhi umkhandlo laphana, khona-ke kulenye into engalunganga ngokholo lwethu. Futhi kulibhuku elimangalisayo. Manje ngifuna ukuthi lenze lokhu lapho sitadisha. Manje kufanele sisuke masinya ekuseni siye eWyoming, inkosi ithanda lisikhulekele. Futhi liviki elandelayo umfowethu Graham Snelling lapha ukhona, ngimuzwe imizuzu nje emilutshwana edluleyo esenza isimemezelo sakhe, futhi leli bandla lilokusebenzelana okugcweleyo lemvuselelo yakhe. Futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba amnike ngokwedlulisileyo ngokwengeziweyo imvuselelo enkulu. Umfowethu Graham wabambela umfowethu imvuselelo phezulu lapha eCharlestown, umfowethu Junior Cash. Futhi kwakulabaphendukayo abalikhulu, ngiyakholwa amathumi ayisificaminwembili lani abaphendukayo. Ngakho kulokho sipha uNkulunkulu udumo, futhi siyathemba ukuthi kuza kuba lamakhulu amahlanu lamathumi ayisificaminwembili lani phezulu lapha kulindawo lapha. Umfowethu Graham uhlangane lami lamuhla futhi wathi, manje mfowethu Bill, ngileqiniso ukuthi uyazwisisa ukuthi angikho lapha ukuqalisa omunye umsebenzi ophikisana lowethabhanekeli, ngoba ngiyingxenye yethabhanekeli. Ulapha nje ukuzwa enhliziyweni yakhe ukuthi ufuna ukubamba imvuselelo, futhi inkosi imkhokhelela ukuthi akwenze. Futhi uyanxusa abaphendukayo, futhi ule bandla ukubathulula khona phansi. Nanti ibandla likhaya, nxa ungangena phakathi uyaguqulwa. Futhi kungumlando wethu njengamaKristu ukumsekela ngakho konke esingakwenelisa. Futhi inkosi ibusise umfowethu Graham. Futhi lina lonke liyanxuswa ngenhliziyo enhle emhlanganweni kamfowethu Graham phezulu lapha, ngemvumo egcweleyo evela kuleli bandla ngokusebenzelana okugcweleyo okumncedisa ngaloba yiphi indlela esenelisa ngayo okwemiphefumulo elahlekileyo langombuso kaNkulunkulu. Inkosi ikubusise mfowethu Graham, ikunike imihlangano emikhulu. Akakwazi ukuthi uza kuvala nini, uyaqalisa nje. Futhi-ke umfowethu Graham wayelakho njengami izikhathi ezinhle eziningi lezikhathi ezimbi. Yiyo indlela impilo ehamba ngayo, kukwenza uthakazelele izikhathi ezinhle emva usedlule ezikhathini ezimbi. Nxa umuntu angawa futhi alale khonapho uligwala, ngilethemba lapho umuntu evuka futhi azame njalo. Kunjalo, ngileqiniso ukuthi ungachasisa lokho engikuthoyo. Manje lingakukhohlwa liviki elandelayo. Manje kuleli bhuku lamaHebheru asiyikuthatha isisekelo lobu busuku. Manje isonto elandelayo inkosi ithanda umfowethu Neville uzamemezela, umfowethu Cox lapha kumbe abanye babo bazalazisa nxa singena ngesikhathi somhlangano wesonto olandelayo. Uza kumemezela emsakazweni, futhi thina lonke lilalele umsakazo wakhe manje. Futhi linxuse bonke omakhelwane benu ukuthi balalele. Ngithola intokozo sibili yokulalela intshumayelo yabo lokuhlabela abahlabela bebane bakunevayili. Angikutsho lokho ngoba uhlezi lapha. Nga ngikutsho lokho futhi ngingakutshongo enhliziyweni yami. Ngiza kuba ngumzenzisi. Kunjalo kuyamele ngiphenduke. Kodwa ngiyakutsho futhi kungangcono ngimuphe iluba manje elincinyane kuleli khaya eligcweleyo emva kokuba isihambile. Ngesinye isikhathi ngangiphuma emnyango lapho futhi kwakunenkosikazi elabuyayo futhi lathi, "Mfowethu Branham, oh ngiwukholisile kanjani lowo mbiko?" Ngathi, "Ngiyabonga, kwangenza ngizwe kahle." Omunye wabuya lapho wathi, "Mfowethu Branham, ngakholisa lowo mbiko." Ngathi, "Ngiyabonga." Kwakulomtshumayeli omncinyane lapho ovela phezulu lapha kungxenye yenyakatho yelizwe esizweni. Wathi, "Busisa uNkulunkulu, akangifuni abantu ukuthi bazigqaje ngami njengalokho." Ngathi, "Ngiyakufuna." Futhi ngathi, "Kulomehluko nje owodwa phakathi kwami lawe. Ngiqinisekile ngakho." Kunjalo sonke siyathanda ukuzwa amazwi amahle ekhulunywa ngathi, futhi ngicabanga ukuthi kuhle ukukhuluma amazwi amahle ngakho. Futhi nxa ufuna omunye umuntu akhulume amazwi amahle ngawe, khuluma amazwi amahle ngomunye umuntu. Iyo indlela yokwenza lokho. Khona-ke ungahlala ukhuluma izinto ezinhle kakhulu ngomuntu wonke, futhi lokho kwenza ivili libhode ngcono. Manje kulokhu isonto elilandelayo, inkosi ithanda, ngokubona kwami sithole singena nje ekujuleni lokujula kulezi imfihlakalo ezinkulu zikaNkulunkulu. Siyangena kuMelkizedeki, ukuthi wayengubani, lapho avela khona, lapho ahamba khona, lokho okwenzakala kuye, lakho konke mayelana ngoMelkizedeki. Futhi manje ngobusuku bangolwesithathu obedluleyo, umfowethu Nevayili watshaya phezu kwesahluko sokuqedisa sobuNkulunkulu obukhulu lobupristi benkosi yethu uJesu obuqalisa ekuqaliseni. UNkulunkulu ngezikhathi zasendulo langezindlela eziningi wakhuluma kubobaba ngabaprofethi. Kulolu suku lokugcina ukhulume kithi ngendodana yakhe uKristu Jesu. Khona-ke uyaqhubeka futhi aqale ukukhuluma futhi afananise ukuthi wayengubani. Uyamletha kusehla kusahluko 5, ekugcineni kwesahluko 5. Khona-ke siqala kusahluko 6, sithole lokho esifundweni sethu lokhu kusa. Ngakho-ke sichiya izimfundiso zokuqala zemfundiso kaKristu, kasiqhubekele ekupheleleni. Bangaki abakholise umbiko ngokuphelela? Akasiqhubekeleni kokupheleleyo. Lobe kungumbiko wethu lokhu kusa kusahluko 6 samaHebheru. Manje sesingena nje endaweni lapho esiqalisa ukuthola ingxenye eqotho. Oh, sonke singavumelana phezu kwalezi zinto, phezu kobuNkulunkulu bukaKristu futhi endodana kaNkulunkulu, lokuthi wayelo nkulunkulu kanjani, lo nkulunkulu wayelayo futhi wayekuNkulunkulu futhi uNkulunkulu ekuye lokunjalo. Sonke siyavumelana phezu kwalokho. Kodwa manje kusukela lapha kusiya kanikwazi ukuthi sizavumelana kanjani. Ngakho loba yini okuyikho, ubusuku bonke obulushwana sizalinika ithuba lokungibhalela inothi encinyane futhi lingitshele elikucabangayo ngakho. Khona-ke kuzamele ngiphendule imibuzo, futhi nxa ngingeke ngiyithole ngiza kuthi, "Mfowethu Nevayili, kuyini okucabangayo ngalokho?" Ngiza kuthi, "Nango lapho, yeka awuphendule." Khona-ke kulapho azabala isichazamazwi aphumise isiGriki. Ngicabanga sokuyisikhathi sokuthi ngikwenze lami. Kodwa manje nxa singehla futhi sibe ngabaqinisekileyo sibili, futhi sibuyele injongo eyodwa sibili, lokho yikufunda. Ngifuna ukufunda lami, futhi iBhayibhili libhaliwe lathi imibhalo kayisiyo yengcazelo yangensitha. Lokho kutsho umbhalo kufanele uchazise umbhalo. Bona, umbhalo ngamunye kumele uchazise omunye indlela yonke eBhayibhilini ukukwenza kube yinto eyodwa enkulu, ngoba uNkulunkulu angeke aguquke, ngoba unguNkulunkulu ongaguqukiyo. Manje sichiya, ngakho-ke sichiya izimfundiso zokuqala zemfundiso kaKristu, kasiqhubekele ekupheleleni. Ngiyamthanda uPawuli ekhuluma lezo zinto. UPawuli wayengasomuntu owayethanda ukuhlala isikhathi eside kakhulu endaweni eyodwa. Wayethanda ukuqhubekela phambili ehamba ngokujulileyo. ngesinye isikhathi embhalweni wathi nina nikhohlwa lezo zinto ezedlulayo. Ngilwisa ukuthi ngifinyelele ekugcineni ukuba ngithole umvuzo wobizo lwaphezulu. Bona uyaqhubeka elwisa esiya phambili. Lapha wathi, manje sikholwa izimfundiso zokuqala zemfundiso kaKristu ukuthi wayengubani, lokho ayeyikho, akasiqhubekele ekupheleleni. Manje thina okokuqala besifuna ukufumana singaphelela na ukuthi safumana emibhalweni lokhu kusa uMateyu 5:28 ukuthi uJesu watsho ukuthi thina sasifanele siphelele njengalokho uNkulunkulu ayeyikho, kungenjalo singeke singene. Khona-ke safumana ukuthi wonke umuntu sazalelwa esonweni, sabunjwa ebubini, sabuya emhlabeni sikhuluma amanga, futhi kwakungela nto eyodwa enhle ngathi, ngakho sasingaba ngabapheleleyo kanjani. Manje nanku lokho esikufumanayo khona-ke phezu kokubala, sithatha umbhalo lombhalo ukuthi uJesu ngomhlatshelo munye waphelelisa nininini ibandla lakhe. Yena khona-ke thina siphelele ngoKristu futhi sikhululiwe ekwahlulelweni ngoKristu. Akasisoze sife ngoKristu. Silahlekelwe yikufa futhi sathola impilo ngoKristu. Hathi ngaliphi ibandla, hathi ngayiphi inhlanganiso yesonto, hathi ngakuphi okumangalisayo, hathi ngokukhuluma ngendini, hathi ngokumemeza, hathi ngokuqhaqhazela, hathi ngokudansa emoyeni, kodwa ngomusa. UNkulunkulu ubiza lo amthandayo, futhi konke kungokhetho siyafumana. Siyafumana ukuthi akusuye lo ofuna ukusindiswa. Hathi lo othandayo kumbe ogijimayo nguNkulunkulu otshengisa isihawu, futhi akula muntu ongabuya kuJesu ngaphandle uNkulunkulu amdonse kuqala. Ngakho ulani ongakwenza ngakho kungenani, ngawula lutho lokwenza ngakho, ungaphandle komfanekiso ngakho konke. Safumana ukuthi umuntu akadingi uNkulunkulu, uNkulunkulu edinga umuntu. Futhi zafumana khona-ke ukuthi uNkulunkulu ungumthombo kuphela wempilo elaphakade. Zafumana ukuthi into yonke elaphakade kayilakho ukuqala kumbe kayilasiphetho. Ngakho-ke siyafumana ukuthi isihogo sasilesiqalo futhi silesiphetho, futhi kukhona kuphela akekho ongatsho ukuthi isihogo sinininini, nininini, yebo nininini, kodwa hathi laphakade. Nininini libanga lesikhathi, iBhayibheli lithi nininini la nininini, futhi likudingeni futhi lifumane nxa unininini engatsho ibanga lesikhathi. UJona wathi wayesesiswini sensikabayitshiye nininini, leminye eminengi imibhalo nininini ukutsho kuphela ibanga lesikhathi, kodwa laphakade lokho yinininini, lokho yinininini la nininini la nininini la nininini la nininini, ngokulaphakade. Futhi siyafumana ukuthi isihogo ngasikho laphakade kodwa ngesanininini. Futhi isizathu kumele unanzelele lawo mazwi manje, nxa ungakwenzi uyasanganiseka. Manje khumbulani lezo zinto nje ezazingela siqalo kazila siphetho. Ngakho-ke uJesu wathi, lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ulempilo nininini. Ngabe lokho kuzwakala kuhle na? Hatshi, ulempilo elaphakade futhi ibala laphakade nguNkulunkulu. Ibala nanti lapha khona lapha lisichazamazwi sesiGriki, zoe, impilo kaNkulunkulu kuwe. Futhi ulaphakade nje njengoNkulunkulu elaphakade, ngoba uloNkulunkulu kuwe. Imvelo yakho endala yafa, imvelo yomhlaba, futhi waba isidalwa esitsha. Futhi izifiso zakho leyo mpilo endala eyayilesiqalo lapho uNkulunkulu ephefumulela umphefumulo emakhaleni akho. Lapho uzalwa leyo mpilo yemvelo yenyama yafa, futhi yayilesiqalo, futhi yayilesiphetho, futhi yafa, futhi yaqedwa ngayo nininini imvelo endala. Futhi uNkulunkulu wangena lemvelo entsha. Khona-ke uthando, intokozo, ukuthula, isineke, ukuthambeka, ukuthula, ukubekezela, lobumnene, lesisa, lokho kwangena. futhi kwathatha indawo yomona lolaka lokuzonda le lokulingisela umbango lazo zonke lezo zinto kwathatha indawo yakho lapho usudlule ekufeni wangena ekuphileni liyakuthola sibili manje ngakho lalelani kulohlobo olunye kuphela lwempilo elaphakade ifumane leyo unkulunkulu yedwa olempilo elaphakade ibhayibhili latsho njalo unkulunkulu yedwa olempilo elaphakade futhi nxa umuntu ezahlupheka esihogweni nininini kufanele abe lo nkulunkulu olaphakade kodwa ngiyatsho ukuthi lapho manje khumbulani angitsho ukuthi akulasihogo esivuthayo sikhona isihogo esivuthayo umlilo lesibabule lapho isibungu si umlilo ongacitshwa khona futhi isibungu kasifi somlilo lesibabule isijeziso kungahlala okweminyaka elikhulu lamabhiliyoni kodwa kumele kube lesiphetho ngoba isihogo sadalelwa udeveli lengilosi zakhe futhi konke lokho unkulunkulu uqobo ngokwakhe okwakukhona ekuqaleni konke kwavela kunkulunkulu lapho umoya uqobo thatha nje umoya wothando lo kwakungumthombo omkhulu kankulunkulu omsulwa ongaqutshaniswanga kusukela kulokho kwabuya uthando oluphambukisiweyo khona-ke lwangena othandweni lwabantu khona-ke lwangena othandweni lwasemacansini khona-ke lweza kwezinye izintando lezintando lezintando futhi luyaqhubeka nje luphambuka lusehla luze lube nje kungcola kodwa zonke izinto lezo zathi lesiqalo futhi ngolunye usuku kuzabuyela kuqonde khona ngemuva ekuqaliseni lulaphakade lapho inkanuko uthando lwabantu uthando lokuthisekela zonke lezo ntando kuzamele zikhawuke zonke lezi nkolo zokufanisela ukholo zizamele zikhawuke kulokholo lunye lweqiniso lonke olunye luzamele lukhawuke lwalungoluphambukisiweyo lwasuswa kulumthombo oqotho ngakho-ke isihogo ukuhlupheka akusikho laphakade ukuhlupheka kwalethwa ngenxa yesono futhi isono zangenisa ukuhlupheka futhi lapho isono sesiphelile ukuhlupheka kuzamele kuphele lakho futhi kuzakuba lesikhathi lapho izoni ezingazange zamukele uKristu emva kokuba sebejezisiwe mhlawumbe okweminyaka engamabhiliyoni alikhulu angazi mhlawumbe okweminyaka engamathumi alikhulu yesigidi samabhiliyoni angeke ngitsho kodwa kuzamele kubuye ekupheleni kwesinye isikhathi ngoba akukho laphakade manje siza kulwa sisiya phambili manje sisiya ekupheleliseni manje lalelani lapho singena embikweni singabeki njalo isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo futhi kusuka ekholweni kunkulunkulu ngemfundiso yenhlobo zobhaphathizo ukubeka izandla ukuvuka kwabafileyo lokwahlulelwa okulaphakade manje lalelani silokubili silomfanekiso lapha manje khona lapha yikho lapho esizathola khona ukungavumelani okukhulu manje kumele ubone lapho okulomfanekiso khona uPawuli uyazama lapha ukwehlukanisa umthetho emuseni sile mifanekiso emibili omunye owenyama omunye okamoya futhi uPawuli uzama ukwehlukanisa phakathi kokubili ukutshengisa amaJuda incwadi neyamaHebheru futhi wonke amaHebheru azama ukutshengisa iphetheni yethestamente elidala lifanekisa elitsha ngakho lile mifanekiso emibili lapha eliyikhangeleyo manje lalelisisani lapho sibala manje wathi sithiya izimfundiso zokuqala zemfundiso kaKristu ngasiqhubekeni siye ekupheleleni manje sikutholile lokho lokhu kusa ukuthi sipheleliswa njani siphelelisiwe impela singelatshata futhi singelacala kungelasono lesisodwa phezu kwethu ungaphezu kwesilingo na ngitsho uyona nsuku zonke na yebo mnumzana kodwa kunjalo siphelelisiwe ngoba sikuye futhi unkulunkulu angeke asahlulele loba sekutheni sasingeke sibe ngabalungileyo usevele wasahlulela kuye Lapho esahlulela uKristu, wangahlulela, wangahlulela, futhi angeke angahlulele futhi, ngoba wathatha ukwahlulelwa kwami. Nga kuyikuthi ngihlengiwe, futhi ngiletikiti elokutshengisa ukuthi ngihlengile inkombalanga yami eshopu ebolekisa imali ithathe isibambiso. Yeka omunye azame ukuyibuyisela eshopu ebolekisa imali ithathe isibambiso kanye. Lapho ngiletikiti, ngihlengile, futhi nga udeveli engazama ukubeka isijeziso phezu kwami. Ngiletikiti elitshengisa ukuthi ngihlengiwe. Yebo mnumzana, akusela ukwahlulelwa. Lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ulempilo enaphakade, futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Lelo litikiti lami, wapha isithembiso. Manje umfanekiso lapha, singabeki njalo izisekelo zokuphenduka emisebenzini efileyo, futhi ukholo kuNkulunkulu, imfundiso yobhapathizo, ukubeka izandla, ukuvuka kwabafileyo, ukwahlulelwa okulaphakade. Manje khumbulani, linandelele lelo bala lisetshenziswa njalo, silisebenzisile lokhu kusa, ukwahlulelwa okulaphakade, lapho uNkulunkulu engakhuluma kanye, kulaphakade, akungeke kuguqulwe lakancinyane. Ngakho ukwahlulelwa okulaphakade kuhlezi kuyikwahlulelwa, futhi kungelandaba lesizukulwane esiphila kuso, isizukulwane esinye sizaphila, futhi umthetho owodwa uzaphila, futhi kunininini, kumbe okwaloba yisiphi isikhathi, futhi lokhu lalokho, kodwa ukwahlulela kukaNkulunkulu kulokhu kulaphakade kufanele abe njalo, ngoba wakhuluma ilizwi. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ilizwi, kufanele libe laphakade, kunjalo. Manje, mangilibaleleni okwesiGriki, lalelani ukuthi kubala njani.
Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ,
ngakho ke sichiya izimfundiso zokuqala zemfundiso kaKristu, ohaba lokubuyisana, kufanele sifuqe siqonde manje angeke ngisibale. Akukhanye. Futhi singabeki njalo isimo nankoke silapha. Singabeki njalo isimo senguquko emisebenzini ebangela ukufa. Manje lesi sichaza amazwi kasiso ngcazelo loba yiphi impela. Ngitsho lakancane, ngibala nje lesi Griki elalokho isilungu esikutshoyo. Futhi sathi, manje kasifuni, lalelani lapha, bona. Singabeki phansi izisekelo zenguquko emisebenzini ebangela ukufa. Manje nxa ungathola lokho engqondweni yakho, ukuthi ukhuluma lapha, ukuthi izimo zokuguqulwa zibangela ukufa. UPawuli wathi, lichiya izimfundiso zokuqala, hambani ekupheleleni, singabeki njalo isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo lokholo kuNkulunkulu, imfundiso zobhapathizo, ukubekwa isandla, ukuvuswa kwabafileyo, ukwahlulelwa okulaphakade, izimo zenguquko ezibangela ukufa. Kwakungamazwi aqondileyo, yikho kanye lokho uPawuli akubhalayo, bona lokho azama ukukwenza. Manje zonke izinto lezi, njengembhapathizo, omunye ubhapathizwa yovane, omunye phambili, omunye ebizweni likaBaba indodana lomoya ongcwele, omunye ibizwe likaJesu, omunye ngalindlela, futhi ngaleyo ndlela, nazo zonke lezi zinto ezincinyane, ezehlukeneyo zembhapathizo, futhi lokubeka izandla, busisa uNkulunkulu ngelesipho sokubeka izandla, haleluya, wena ungakuthola ngalindlela, haleluya. Sibeka konke kwalokho eceleni, ngoba leyo imisebenzi efileyo, lezi nguqulo ziguqula. Bona, ukhuluma ngenye ikilasi, manje wathi, asisukeni kulokho, futhi siqhubekele kokupheleleyo, yakuthola, futhi ibandla lilokhu lilengele emuva kulezo zinto. Yikho lokho ababezama ukukwenza, ibandla lesiHebheru lasekuqaleni, lalizama ukuthi, ungabhapathizwa ngokuqiliswa, futhi ngathola lokhu lalokhu, lazo zonke lezi zinto. Manje wathi, bekani konke kwalokho eceleni likuchiye ngemuva, kodwa manje, uke wathi akumelanga sikwenze, manje lalelani kulokho, akutshoyo ngalokho. futhi lokhu sizakwenza uNkulunkulu evuma futhi elasekuqaleni lacho into efanayo lokhu sizakwenza nxa uNkulunkulu ezasivumela bona lokhu sizakwenza nxa uNkulunkulu esivumela imibhapathizo ukubeka kwezandla lezinto kodwa lokho akuphelelanga lokho yikuguqulwa kwenyama kuphela futhi yikho lapho amabandla asuka khona lamuhla kukulokho kuguqulwa kwenyama omunye wabo wathi oh awu amanzi ibala ubhapathizo litsho lokhu futhi litsho lokho futhi bamisa izinhlanganiso futhi enye iyafafaza enye iyathela enye ibhapathiza ubuso buphambili omunye nyovane lazo zonke lezo zinto abanye babo ukubeka izandla kwabagulayo futhi abanye besenza abapostoli labanye besenza abaprofethi lokunjalo ngokubekwa izandla lokuthumayela ukuvuka kwabafileyo futhi konke kuhle lobuNkulunkulu obukhulu bukaKristu konke lokho kuhle kodwa wathi zonke lezi zinguqulo ezipholileyo besiguqula nje manje kasiqhubekele kokupheleleyo liyawuthola umfanekiso manje khangelani nanku lapho ingxenye ejulileyo ebuya khona manje ngoba kakulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi banambitha isipho sasezulwini futhi benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha okwelizwi elihle likaNkulunkulu amandla elizwe elizayo nxa beza kuhlamuka labo-ke ukuthi babuye bavuselwe ekuphendukeni lokhu libona ukuthi bayazibethelela indodana kaNkulunkulu kakutsha beyithela ihlazo obala manje ngiyakwazi lokho lina abomthetho elilakho engqondweni zenu khona manje kodwa liphambukile bona kulungile nima kulokhu futhi ibhayibhili liyakuqinisa ukuthi nxa uNkulunkulu wake wasindisa umuntu usindisiwe okwesikhathi futhi laphakade awungeke ukwenze kutsho enye into omunye wabezisekelo weza kimi kungasikude futhi wathi ngikubambile kokukodwa mthumayeli Branham ngikubambile kokukodwa wathi nxa umuntu wasindiswa wayengeke alahleke ngathi yikho lokho uNkulunkulu akutshoyo wathi ngifuna ukukubuza enye into usawuli wayengumprofethi futhi waprofetha futhi liyazi ukuthi wayengogcotshiweyo kaNkulunkulu ibhayibhili lathi wayeyikho futhi wazibulala futhi walahleka ngathi wayenjalo ngathi ibhayibhili liyatsho wayesindisiwe ngemva kokuba esebe yisitha kuNkulunkulu wayelokhu esindisiwe ibhayibhili lathi wayenjalo futhi emva kwakho konke kazange wazibulala umfilistiya wambulala futhi udavida wabulala umfilistiya ngokumbulala wawa phezu kwenkemba yakhe umkhonto wakhe inkemba kodwa wakwenza ayizange imbulale futhi umfilistiya wambulala futhi-ke lapho usawuli esehla phansi kumthakathi futhi wabiza umoya kasamueli ngoba wayengakangeni enkazimulweni wayeseparadise phansi kwegazi elichithiweyo lezinkunzi lezimbuzi elalingeke lisuse isono kodwa kwakumele abe le ndawo yokulinda leyo ethiwa yiparadise waze wangena phakathi yikho lapho lina bantu bekatolika elixubaniseka khona bona manje akusela paradise manje siqonda khona kanye ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi lapho umthakathi wase-endori esebize umoya kasamueli nango emile futhi wawa ngobuso bakhe futhi wathi kungani ungikhohlisa futhi usawuli wayengamanga lapho kuphela ngitsho usamueli ezambathweni zakhe zeziprofethi wayelokhu engumprofethi wathi kungani ungibizile ekuphumuleni kwami wathi ubona ukuthi usube yisitha kuNkulunkulu wathi awu i-urimi ayisakhulumi lami futhi umprofethi akasaprofethi kimi njalo futhi kangisakwanisi ukuthi ngibe lephupho awu usamueli wathi usube yisitha kuNkulunkulu kodwa kusasa impi iyahamba ngenye indlela futhi uzakufa kusasa futhi ngalesi sikhathi kusasa ebusuku uzakuba lami nxa usawuli wayelahlekile kanjalo lo samueli bonke babendawonye ngeqiniso ibhayibhili latsho njalo manje ungabe ubanjwe lijabuzane ngokukhuluma ngendimi ukumemeza ukudlukuza ukuqhaqhazela ukugijima phezulu laphansi emkhandlweni wezihlalo akulalutho olumelene lalokho kodwa ungazenza ukholwe ukuthi usindisiwe lapho ungasindiswanga awusindiswanga. Impilo yakho izafakaza lokho oyikho. UJesu wathi kuza kuba njalo, ngezithelo zabo liza kuba bazi. Impilo yakho iza kufakaza ukuba usindisiwe kumbe hatshi. Nxa ungeke uvule umlomo wakho, iza kufakaza lokho oyikho. Kodwa konke lokhu ukusetshenzwa ledlabuzane lokujoyina ibandla futhi ngabhaphathizwa ebizweni likaJesu, haleluya, ngiyakwazi ngikutholile. Lokho akutsho lutho. Ngabhaphathizwa ibizwe likaBaba, iNdodana, umoya ongcwele, ubuso phambili, kathathu ngikutholile. Lokho akutsho ulutho. UPawuli wathi, kasiqhubekele kokupheleleyo manje, sikhuluma ngokuphelelisiweyo. Futhi nxa singehlisa lokhu, lizafumana abaphelelisiweyo ngabakhethiweyo. Niza kufakaza khona kini ngemizuzu emilutshwana ngeBhayibhili. Kungabakhethiweyo labo uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wababona bonke ngamunye, futhi wathumela uJesu ukuzotshiya ngalabo bantu, hatshi umhlaba wonke. Wayefuna ukukwenza, kodwa wayemele enze indlela yalabo, futhi indlela kuphela ayengayenza kwakuyikuthumela uKristu ukuthi angabuya inhlawulo yezono zethu, ukuze labo abakhethiweyo angabaletha kuye enkazimulweni. Ungakucabanga uNkulunkulu ephatha ihofisi yakhe ngokuxega okungaka, njengokuthi, awu, mhlawumbe omunye umuntu uzacabanga ngokudana sibili ngami, mhlawumbe bazabuya futhi basindiswe. UNkulunkulu kadingi ukuthi akuncenge ukuthi wenze ulutho. Ukuncenga loba kuphi, kumele wena uncenge, hatshi uNkulunkulu. Futhi ke uKristu wafa ukusindisa labo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili, wakhethwa ukuhlangana laye ngaphetsheya bengelasici kumbe ukutshwabhana. Ngaphambi kokusekelwa komhlaba, wakubona enkazimulweni. Yikho lokho iBhayibhili elakutshoyo abase-Efesu isahluko 1. Isahluko 5, indima 1. UNkulunkulu wamisela ngaphambili ngokwazi ngaphambili. Manje nxa uNkulunkulu wenza lokho, wasimisela ngaphambili, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, futhi wasazi sonke munye ngamunye wethu ngebizo, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, futhi wasikhethela empilweni elaphakade. Futhi wathumela uJesu Kristu ukusihlenga, ukuthi iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha edluleyo wasibona, ukuze sibonakale endunyisweni yakhe enkazimulweni. Ungalahleka kanjani? Manje nxa usindisiwe, usindisiwe. Nxa uNkulunkulu ekusindisa lobu busuku, esazi ukuthi uzalahlekelwa nguwe iminyaka elithumi kusukela lamuhla, wehlula injongo yakhe uqobo, ongelamkhawulo uSomandla olaphakade, inhlakanipho engapheliyo uNkulunkulu. Akakwazi okweneleyo khona-ke ukwazi loba uzakubambelela kumbe loba awusoze. Khona-ke lapho ekusindisa futhi athi, awu, ngizamnika isivivinyo futhi ngibone lokho azakwenza. Khona-ke akasazi isicino kusukela ekuqaleni. UNkulunkulu uyakwazi lokho akwenzayo. Ungakhathazeki ngalokho, kunguwe lami esihamba sikhubeka. UNkulunkulu uyakwazi lokho akwenzayo, futhi wayesazi ukuba loba siza kubambelela kumbe lokho esasiza kwenza. Manje iBhayibhili latsho ukuthi u-Isawu noJakobe ngaphambi kokuba loyedwa umntwana esizele, uNkulunkulu wathi, ngithanda omunye futhi ngizonda omunye, bengakaphefumuli umphefumulo wabo wakuqala, ukuze ukukhetha kwakhe kume kuqondile. Wayengubani u-Abrahama? Sizafika kuye ngemizuzu emilutshwane phansi lapha. Wayengubani ukuze uNkulunkulu ambize, amsindise kungela loba yini? UNkulunkulu wenza isivumelwano lomuntu, umuntu uyephula isivumelwano sakhe. Kodwa uNkulunkulu wenza lesi sivumelwano laye uqobo, futhi wafunga kuso ngokwakhe. Umuntu kalalutho lokwenza ngakho, lulwazi lwangaphambili lukaNkulunkulu uqobo. Wakwenza kungenani? Manje wena uthi, awu, mfowethu Branham, khona-ke nxa ngingaba ngumKristu, ngingenza loba yini engifuna ukuyenza. Impela, nxa ungumKristu, yenza loba yini okufunayo, futhi ngiyakuthembisa, awusoze ube ngitsho lesifiso sokwenza okubi. Yenza loba yini, ngihlezi ngisenza lokhu nje engifuna ukukwenza. Futhi nxa ngingakhonza iNkosi ngoba ngiyesaba ukuthi ngizakuya esihogweni, kangimkhonzi kuhle. Nxa ngiphila ngiqinisekile kumkami ngoba ngiyesaba ukuba uzangala, angisiyo ndoda enhle kakhulu. Kodwa angisoze ngimzise ubuhlungu walutho, ngoba ngiyamthanda. Yiyo indlela okuyiyo ngoKristu, lapho umuntu ezelwe ngomoya kaNkulunkulu, hatshi ngoba wamemeza, wakhuluma ngendimi kumbe amadlabuzane athile, kodwa enhliziyweni yakhe uthando lwangena futhi lwathatha indawo yomhlaba. ngiyakutshela uyamthanda, uhamba eceleni kwakhe nsuku zonke, awudingi ukumtshela kubi ukwenza lokhu kumbe lokho kumbe okunye. Uyakwazi ukuthi akuqondanga, futhi uyahamba uyimpumela emiselweyo yomusa kaNkulunkulu ozibusayo. Yikho kanye ngoba kakulakwenzeka ukuthi bona labo asebake bakhanyiswa benziwa abahlanganyeli bobizo lwasezulwini. Manje sikholiwe kwezinye izikhathi ukuthi lo kwakungumuntu owake wakhanyiswa futhi wasesiwa njalo, kodwa iBhayibheli alikubali ngaleyo ndlela. Akulakwenzeka sibili ukuthi umuntu uthi lapha lo owamukela uMoya oNgcwele ukuthi awe, manje libale futhi ufumane ngalokho okungayisikho. Khangelani lapha, thathani umbhalo wonke okumunyethweyo indikimba bengisitsho. Manje useqala ukukhuluma mayelana ngokuthi kuyini, akasiqhubekele kokupheleleyo. Manje wathi, hathi okwenyama, sibeka isisekelo lapha sezimfundiso lobhaphathizo lenguquko lokunjalo. Masingakwenzi lokho, kasiqhubekele kokupheleleyo. Isifundo ikuphelela, futhi ukuphelela kuza ngoKristu. Futhi zangena njani kuKristu? Ngokujoyina ibandla na? Ngomoya munye, sonke sabhaphathizelwa emzimbeni munye, hathi ngolulodwa ulimi olukhulunywe kuwo, okungodwa ukuxhawulana isandla kuwo, okungodwa ukubhaphathizwa kwamanzi kuwo, kodwa ngomoya munye, sibhaphathizelwa emzimbeni munye. Liyakuthola? Yikho ukuphelela. Futhi lapho usiza kulokho ukuKristu, futhi umhlaba ufile kuwe, futhi uhamba lewundlu usuku ngalunye, lamanyathelo akho agcotshwe nguNkulunkulu, lokho okokwenza. Oh, ukuvivinywa lokuhlolwa esidlula kukho. Uthi ulakho ukuhlolwa? Yebo mnumzana. Kuyini? Umusa uyilokho uNkulunkulu angenzela khona, imisebenzi yilokho engikwenzela uNkulunkulu. Manje bazakwenza imfundiso ngakho, bacabanga ukuthi imisebenzi yilokho okukuzuzela ukufanela kwakho. Nxa kuyikho, akusiso sipho sangesihle. Umusa yilokho uNkulunkulu akwenzela khona. Ngomusa usindisiwe, futhi imisebenzi yilokho okwenza ekuthakazeleleni umusa awutshengisa kuwe. Futhi nxa umthanda, uyathanda ukwenza imisebenzi yenkosi ngeqiniso, ngoba khona-ke uyamthanda. Ukwamukela uMeda Broy njengomkami kwakuyilokho uthando olwamenzela khona, lokho akwenzayo ngokuthakazela. Ungumfazi omuhle ohlala ngekhaya anakekele abantwana futhi aphile impilo eqinisekileyo enhle. Lokho akusikho ukuba kasichadanga, sichadile, kodwa wenza lokho ngokuthakazela. Nxa egijima phansi edolobheni usuku lonke, futhi wathatha zonke izitolo ezichiphileyo, futhi phezulu laphansi ezitaladeni, futhi engazange agezise izitsha kumbe loba yini okunye, silokhu sichadile. Impela, lapho ngithatha isifungo sami, lokho kwanele. Ungumkami, ingqe kuphela kule mpilo phakathi kwethu. Ungumkami, leso isifungo sakhe. Kodwa ikuthakazela bani akwenzela lokho? Uhlala ngekhaya, futhi anakekele abantwana, futhi azame ukuba ngumfazi oqotho. Ngingagijima phandle futhi ngingabi khona isikhathi sonke ngizulazula elizweni, futhi ngiyekele esifa ngendlala ingxenye kumbe loba yini, ngiyekele abantwana behambe bengelanto yokudla. Silokhu sichadile. Noba engehlukana lami, lokhu engichadile. Nqe kule mpilo emzimbeni wami, athatha leso sifungo kuze kube yikufa sizehlukana. Kunjalo, silokhu sichadile. Kodwa kunjalo, ngenza izaba elibi lendoda, uzakwenza izaba elibi lomfazi. Ngakho nxa sithandana, siyanamathelana ndawonye, futhi sidonse umthwalo sindawonye. Yiyo indlela uNkulunkulu lebandla lakhe abayikho. Lapho uzelwe embusweni kaNkulunkulu, uzakuba lezikhathi zakho ezinhle lezimbi. Qiniso, kodwa ulokhu ungumKristu, ulokhu uzelwe ngomoya kaNkulunkulu. UNkulunkulu angakususa emhlabeni masinyane. Kakulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi banambitha isipho sasezulwini ukuthi bawe ukuzivuselela njalo ekuphendukeni. Manje ngiyazi lapho ocabanga ngakho, ibandla. Mangikuthathele owodwa nje ngokuqinileyo kancinyane nje ukuze icele labomthetho livalelwe ngaphandle. Asiyeni kumaHebheru isahluko 10 futhi sikhangele kulokhu okwesikhatshana. Isahluko 10 indima 26.
For if we sin will.
Ngoba uba sisona ngamabomo emva sesamukele ulwazi lweqiniso akusela mhlatshelo ngesono. Kodwa ukulindela okuthile okwesabekayo okokwahlulelwa lolaka lomlilo oza kuqeda isitha lo odelela umlayo kaMose wafa ngaphandle kwesihawu ngabafakazi ababili loba abathathu. Pho lithi kufanele ukutshaywa kanganani loba kufanele lanxa kufanele onyathela lo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu futhi owabala igazi lesivumelwano owangcweliswa ngalo into engangcwele futhi weyisa kuyo imisebenzi yomusa. Manje wena uthi uthini ngalokho mfowethu Branham? Kukhangele kanjani lokho? Manje ukubala nje ngiyacabanga umbhalo awutsho lokho. Lokho kakukhulumi ngomKristu, kukhuluma ngomuntu owezwa ilizwi futhi walidela. Bona,
for if we sin, what is sin?
Ngoba uba sisona kuyini isono? Ukungakholwa. Uba singakholwa ngamabomo emva ivangeli selichunyayelwe kithi gakusela mhlatshelo wesono. Ukuyini isono? Ukungakholwa. Bala uJohane ongcwele isahluko 4 uJesu wathi lo ongakholwayo usevele walahlwa. Isono kayisikho ukubhema ukunatha ukwenza ubufebe. Uyakwenza lokho ngoba ungakholwayo. Yizifanekiso. Uyakwenza lokho ngoba ungongakholwayo. Ukuyekela nje ukubhema, ukuyekela kunatha lokunjalo njengalokho. Lokho akutsho ukuthi ungumKristu. Yizifanekiso zokuguqulwa kwakho. Kodwa ungenza loba luphi uhlangothi futhi ube ulokhu ungayisuye. Manje nandelelani. Lo ongakholwayo ngamabomo emva hachi emva kokuba esemukele uKristu enhlizweni yakhe. IBhayibheli kalikutsho lokho. Lathi lo
if we sin willfully disbelieve
uba sisona ngamabomo ukungakholwa ngabomo emva sesamukele ulwazi lweqiniso. Ngiyakuthola. Wayengakhulumi kumKristu la kancane. Omunye umfazi wabuya kimi kungasikude futhi wathi, "Mfowethu Branham, ngingumKristu, kodwa ngahlambaza umoya ongcwele." Ngathi kakwenzeki. UmKristu angeke ahlambaze umoya ongcwele. Awungeke ukwenze. Umoya womKristu uyafakaza lo moya kaKristu. Ubona? Futhi uzabiza yonke into kaNkulunkulu. Eka nkulunkulu, kodwa nxa lengqondo zenyama, uzakwenza inhlekisa futhi uhleke umoya ongcwele. Angilandaba ukuthi uhamba okunganani ebandleni, lokhu uyisoni, futhi uhlambaza umoya ongcwele. Lapho, bebona uJesu edalula imicabango yabo, bathi, wayeyisanuse. UJesu wathi, ule nizakulixolela ngalokho, kodwa lapho umoya ongcwele usubuyile, ungakhuluma ilizwi elibi ngakho, awusoze uthethelelwe. Ngoba bathi, ulomoya ongcolileyo, ubiza umoya kaNkulunkulu into engcolileyo. UmKristu angeke akwenze lokho. UmKristu uzahlala ebiza umoya kaNkulunkulu ukulunga. Bona, umKristu kangeke ahlambaze umoya ongcwele ngophandle ohlambazayo. Kwakungasoma Kristu emile lapho, kwakungabantu benkolo, amaJuda angabantu benkolo, odokotela benkolo lokunjalo, futhi babesenza inhlekisa ngaye, futhi le misebenzi yakhe, ebiza imisebenzi kaNkulunkulu, ukuthi kwakungumoya ongcolileyo owawukwenza. Futhi bangaki obacabangayo lamuhla abahlambaza umoya ongcwele, abalamadididi PhD ebizweni labo. Bangaki abakhulu abantu benkolo abalukhuni, amakatolika, amaprotestanti. Behamba esitaladeni futhi besenza inhlekisa umsebenzi womoya ongcwele njengabafundi abalolongiweyo. Futhi bechelela njengesikopela. Kulungile. Kodwa benza inhlekisa umoya ongcwele. Futhi njalo ke, bayawuhlambaza. Kodwa umKristu ozelwe kutsha angeke akwenze lokho. Uzakuthi, lo ngumfowethu, lo ngumoya kaNkulunkulu ophilayo. Kunjalo, umKristu angeke ahlambaze umoya ongcwele. Yisoni esihlambaza umoya ongcwele, ongakholwayo. Isoni, ongakholwayo. Kulezinto ezimbili, ungabe ulikholwa kumbe ongakholwayo. Manje nanzelelani lapha, ukwenza lokhu kuhlanganiseke sibili manje. Ngibe lombono obuhlezi ungikhathaza. Iminyaka edlileyo ngangijwayele ukukhangela kulokho. Ngathi, oh, uba umuntu wake wemukela umoya ongcwele lapho ke futhi ke ahlehlele emuva uzakulahleka nini lanini. angitholanga okunye lokhu ukwenza kuzwakale ngalokho. Ngathi khona-ke kungani kuyikuthi iBhayibheli lathi ukuthi lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ulempilo yelaphakade laphakade futhi akasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Wonke ubaba angiphe khona mina kuzakuza kini, futhi kakula lokukodwa kwakho okulahlekileyo. Ngizabavusa osukwini lokugcina. Akula muntu ongabahluthuna esandleni sami. Lokhu kuchiyana njani lalokho? Angizange ngikuzwisise nje. Akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa. Ngacabanga kulento engalunganga, kangikutholi nje. Futhi ngaya emhlanganweni omncinyane wePentecosti iminyaka edluleyo. Akula loyedwa oseleyo ebandleni, ngiyathemba lobu busuku, labo abakhumbulayo iminyaka edluleyo. Lezi kwase kuyisikhathi itabhanekeli selakhiwe, ngaphandle kube ngumfowethu Graham emuva le, kumbe omunye umuntu kangazi wawulapha kuqala, kumbe hatshi bafowethu. Umfowethu Mahoni ngicabanga wayenguye. Yebo, ngangingakachadi. Leso sipho sisebenza ngangisesaba. Bangitshela ukuthi kwakungokukadeveli. Angizange ngibe kwazi kwaze kwathi indilosi yenkosi yangitshela. Ngaya emishawakha futhi ngahlala kulowo mhlangano, futhi angikaze ngizwe ukumemeza okungako lokukhala lokudumisa uNkulunkulu. Ngacabanga, mfowethu, leli lizulu. Futhi ukuthi babekhwela nokwehla kanjani. Benza okokuba lawo enyakatho ngenxa yobandlululo. Abansundula abamhlophe babendawonye, iPA yeW lePA yeJC yayisihlangene sibili, futhi yaba iUnited Pentecostal. Kodwa imvuselelo bani ababelayo lapho ethabhanekeli likamfowethu Roy emishawakha, futhi mina umfo omncinyane ohlolisisayo ehlezi esihlalweni sangemuva, ngangikhanyele konke lokhu. Ngangingakaze ngizibone lezi izinto kwasekuqaleni. Kwakule ndoda ehlezi lapho, angikaze ngikhulume lokhu emphakathini ngamuva. Kwakule ndoda eyayihlezi ohlangothini lunye, futhi le ndoda nganeno, futhi omunye wakhuluma ngendimi, futhi omunye wakhona wazichasisa, futhi babekhuluma izinto ezijiyeneyo ezaziza kwenzakala. Khona-ke lowo ekhuluma ngendimi futhi lowana omunye achasise, ngacabanga, mina bo, akumangalisi lokho na? Ngacabanga, kuyinkazimulo enganani. Bona kumele babe zindilosi ezehle phansi esimweni sabantu. Awu, ngangile dola kuphela lamasenti angamashumi ayisikhombisa lanhlanu ukuba ngiphenduke ekhaya. Futhi ngangingathola nje itanka lepetiroli, ngalala ensimini yomumbu lobo busuku, ngile ngxenye yakho ebhukwini. Kodwa hatshi konke kwakho, ngoba ngangingafuni ukuthunuka imizwa yabo. Futhi-ke lobo busuku bathi bonke abachumayeli babuye kupulatifomu. Ngangikupulatifomu, ngangingumchumayeli omncinyane lapho khona-ke. Ngakho ukusa okulandelayo bangicela ukuthi ngize ngichumayele. Ngacatsha, yazi indoda ensundu yathi, nangu lapha, iyakhumbula indaba yakho lapho engiveza obala ngihlezi lapho. Futhi-ke emva kokuchumayela ngalolo suku, ngihamba ngibhoda. Ngacabanga nxa kuphela ngingafika kulawo madoda amabili bakhokhela umhlangano, oyedwa wayephakama futhi abemhlophe ebusweni, wayekhuluma ngendimi, futhi omunye azichasise futhi aphe amazwi. Itsho kanje inkosi, kulomuntu othilethile lapha, obizwe thilethile, ofanele enze lokhu lokuthilethile. Mfowethu, kwakuliqiniso, futhi omunye wayephakama futhi akhulume ngendimi, futhi wayechasisa. Ngacabanga, minabo, akumangalisi lokhu na? Ngakho ngalolo suku ngacabanga, ngaphuma phandle futhi ngakhuleka. Ngacabanga, inkosi, ngenzele lokho njalo. Angazanga ukuba ngikubize ngokuthini, imibono. Ngaphuma phandle futhi ngakhuleka, futhi ngacela inkosi ukuthi ingisize. Ngabhoda isakhiwo futhi ngenzakala ukuhlangana lomunye wabo. Manje inkosi inginike indlela yokwazi izinto. Ngaxhawula isandla sakhe ngathi, kunjani? Wathi, unjani? Ngubani ibizo lakho? Futhi ngathi, Branham. Wathi, ungumfo omncinyane ochumayele lamuhla ekuseni? Ngathi, yebo mnumzana. Lapho ngisaxoxisana laye ngabamba umoya wakhe, futhi wayengumkristu oqotho, umkristu omsulwa nje mzalwane, ngitsho ukuthi wayelikholwa. Ngacabanga, akumangalisi lokhu na? Futhi phose ihola kusukela leso sikhathi, phandle lapho duzane lemota leyo eyayikhangele emoteni enkulukazi, yayilo Jesu kuphela kubhalwe ngemuva kwayo. Futhi kumile phandle lapho kwakungeyinye indoda, futhi ngaphuma futhi ngathi, kunjani mnumzana? Wathi, unjani? Wathi, ungumfowethu Branham lo okhulume lokhu kusa. Ngathi, yebo mnumzana, nginguye. Ngathi, akutsho, ngiyazikholisa zona isipho esikhulu sikaNkulunkulu esisebenza kini lina bazalwane ababili. Wathi, ngiyabonga mnumzana Branham, futhi ngaqala ukuzwa umoya wakhe umbono wabuya futhi nga ngake ngakhuluma lomzenzisi nango omunye wabo umkakhe wayengumfazi olenwele ezimnyama wayephila nomfazi olenwele ezimhlotshana elabantwana ababili ngaye wayengasomkristu ukwedlulani emhlabeni khona ke ngathi kuyini esengingene kukho bengicabanga ukuthi ngiphakathi kwezingilosi futhi manje kumele ngibe ngiphakathi kwamadimoni enye into eyenzakele nango oyedwa umkristu oqotho futhi umoya ofanayo usehlela kulindoda wawusehlela kulindoda ngathi manje ngididekile angazanga ukuthi ngenzeni ngakhala futhi ngacela enkosini angazanga ukuthi ngamukeleni basebeza ngihambisa bangibuza uba ngangamukele umoya ongcwele lumfo wakwenza futhi ngathi hatshi mnumzana hatshi ngendlela eliwuthole ngayo wathi wake wakhuluma ngendimi yini ngathi hatshi mnumzana wathi khona-ke awukabi lawo ngakho ngathi mhlawumbe uqondile mfo wethu mhlawumbe kangikabi lawo ngoba kangilakho lokho olakho futhi emva kwesikhatshana ngathokoza ngangingelakho ngakho khona-ke ngakhangela lokho futhi ngabona indlela lokho okwakuhamba ngayo ngakho ngolunye usuku ngangiphandle lapha ngikhuleka isikhathi eside esedluleyo izalitshela ukuthi ngani ukuthi ngubani engangimkhulekela kwakunguRoy Davis futhi ngangiphandle lapha ngikhuleka ngoba wayengibize uDoli futhi ngangikhulekela uNkulunkulu ukuthi amthethelele ngakho futhi wayelomtshina wokudinda emuva le wabhala iphepha futhi lo mtshina wokudinda walumatha umlilo futhi watsha ubusuku obuthile emva kwalokho lapho bewusebenzisa futhi-ke ngangimile emuva le obhalwini oludala ngemuva kwesigayo sakoGreen waphuma phandle lapho futhi ngangikhuleka ngangisemuva le insuku ezimbili ngabeka ibhayibhili lami phansi ogodweni oludala lapho engangitshengisa khona umfowethu Hudu kungasikude ngabeka ibhayibhili lami phansi ngahlala ngiklamalazele ugodo futhi umoya wavunguza ngacabanga bese kukude kakhulu phakathi kulelo bhalo ngangibale nje kancinyane ngakho ngathatha ibhayibhili futhi ngaqalisa kubala futhi lesi kwakuyisahluko esasikilo awu ngaqala kubala futhi ngaqala ukumangala khona-ke bona ngoba akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele banambitha ilizwi elihle likankulunkulu futhi ilizwe elizayo uba beza kuhlamuka ukuzivuselela ngokwabo ekuphendukeni sibona ukuthi bayazibethelela ngokwabo indodana kankulunkulu kakutsha futhi beyithela ihlazo obala ngacabanga kulalowo mbhalo kodwa enye into yalengalami khona-ke ngaqala ukucabanga nanku lapha akhuluma khona emuva lapha ekuqaleni singabeki isisekelo esifileyo sokuphenduka ekuqaleni singabeki isisekelo sokuphenduka futhi lapha uthi bezivuselela ngokwabo ekuphendukeni kodwa kasiyeni ekupheleleni sibeka lezi zinto emuva khona-ke ngasengiqala ukubala khona-ke ngasengibala indima elandelayo ngoba umhlabathi unatha izulu elihlezi lisina phezu kwawo futhi ubusunilisa imibhida ebasizayo labo olinywa yibo wemukela izibusiso ezivela kuNkulunkulu kodwa lowo oveza ameva lokhula oluhlabayo uyaliwa futhi useduze lokuqalekiswa wokuphela kwawo kusekutshisweni futhi lapho ngibala lokho enye into yanginyikinya nje futhi ngacabanga nkosi lokho kakulani loRoy Davis kungani usenza lokho ngaqala ukuvula elinye ikhasi ngenza okokubuyela kilo njalo akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa ngaliphinda njalo khona-ke ngacabanga nkosi kuyini lokhu utsho ukuthini nkosi futhi ngaphenduka futhi ngaya obhalwini lwami ukuyakhuleka ngakho futhi ngikwenza ngabona umhlaba uchibilika futhi wawulinyiwe wonke kakuhle sibili umhlaba wonke futhi ngabona indoda igqoke okumhlophe ihambahamba wayelesikhwama esandleni sakhe wayehlanyela inhlanyelo lapho ebhoda wahamba ebhoda ukugungubala komhlaba futhi khonapho esebhodile nanko lapho kusiza umfo ogqoke izigqoko ezimnyama sibili umfo owayekhangeleka ekhohlisa enyonyoba lapho njengalokhu ekhangele futhi wayelenhlanyelo futhi wayephosela enye into ngemuva kwakho lapho ebhoda umhlaba ekhangele umuntu wonke futhi ephosa ngama futhi ngakhangela umbono emva kokuba esehambile umhlaba wabhoda futhi kwakulesikhulu isilimo esikhulu futhi sasingesengqoloyi futhi kwakulokhula inzala lezinto engqoloyini kweza ukuswelakala kwezulu futhi oh leyo ngqoloyi encinyane yalengisa kanjani ikhanda layo futhi yayomele amanzi inzala encinyane yayilekhanda layo lilenga futhi yayomele amanzi wonke umuntu wayekhulekela izulu futhi emva kwesikhatshana lapho kweza iyezi elikhulu futhi lathelezela umhlaba wonke futhi inzala encinyane yeqela phezulu yaqala ukumemeza duma kuNkulunkulu haleluya dumisa inkosi futhi ingqoloyi encinyane yeqela phezulu yaqala ukumemeza duma kuNkulunkulu dumisa inkosi Futhi ke umbhalo weza kimi lo otholakala ebhukwini likaMathewu isahluko 5 lendima 45 futhi lalelani kulokho uJesu akutshoyo kuMathewu 5:45 futhi lalelisisani manje lapho sibala Matthew isahluko 5 lendima 45 lo 46 44 ukuqalisa kodwa ngithi kini thandani izitha zenu Libusise labo abaliqalekisayo futhi lenze okuhle kulabo abalizondayo futhi libakhulekele abaliphatha kubi labalizingelayo Umuze lina lingabiza lingaba ngabantwana bakayihlo osezulwini ngoba wenza ilanga lakhe liphume phezu ababi futhi laphezu okuhle futhi athumele izulu phezu kwabalungileyo futhi labangalunganga Ngakho uyabona izulu elifanayo elenza ingqoloyi ikhule liyenza inzala imile futhi njalo ke ngilomfanekiso nango lapho ufakazi wakho wenyama kunjalo ebandleni kodwa izithelo zakhe angamemeza eseqa edansa akhulume ngendimi kodwa izithelo zakhe uyinzala futhi nango omunye olomoya ofanayo Umoya ongcwele ungehlela phakathi ekukwini labantu futhi umzenzisi engamemeza ngomoya ongcwele okufanayo nje njengenzala ingaphila ngezulu elithunyelweyo yikho lokho uPaul yakhuluma ngakho lapha Kodwa akula kwenzeka ngenzala ukuba ingqoloyi kumbe ingqoloyi inzala ngiyakuthola Ngoba akula kwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi bahlanganyela okwesipho sikamoya ongcwele futhi banambitha ilizwe elihle likaNkulunkulu lamandla elizwe elizayo ukuhlamuka ukuthi babuye bazivuselele ngokwabo njalo lalelani lokho akuchoyo ngoba izulu lina kokuphela emhlabeni ukuthelezela lokugqokisa lapha lokulungiselela kodwa lokho okungameva lokhula oluhlabayo kuseduze lokwaliwa Manje njalo ke sichiya amandla lezimfundiso zikaKristu ngasiyeni ekupheleleni singabeki njalo isisekelo sokuphenduka lemisebenzi efileyo kuNkulunkulu lokholo lokunjalo lezimfundiso zobhapathizo ukubeka izandla lezinto bona ikholwa lenyama emuva kulezo nsuku njengoba kuyikho lamuhla uthanda ukuthi awu ngingowebandla ngiphendukile ngabuya ngavuma ngabhapathizwa bona babeka kulezo nguquko zenyama futhi kwenzani kuletha inzala kwenzani ukuphelela kuyingqoloyi ingqoloyi ilizwi likaNkulunkulu uyisebenzisa njengelizwi lakhe inhlanyelo yakhe iyathela ukuya ngokuthi inhlanyelo bani ehlanyelwe enhlizweni yakho nxa usiza ebandleni Ngoba wesaba isihogo, nxa ujoyina ibandla, ngoba kawufuni ukuya esihogweni, ulokhu usayinzala. Nxa ujoyina ibandla nje ukuba ngodumileyo, lokhu usayinzala, uba wenze zonke lezi zinto ezipholileyo, ezifanele zenziwe, futhi yikho konke olakho, lokhu usayinzala. Kodwa oqotho, umKristu woqobo, ukhuthalela ekupheleleni, kuze kuthi umhlaba ufe. Futhi ube isidalwa esitsha kuKristu Jesu. Khona ke akula kwenzeka kulowo muntu ukuba awe. Lokho iBhayibheli elakuchoyo. Bona ukuthi lokho kuqathaniseka kanjani lombhalo wonke. Bona ukuthi kukubeka kanjani. Khona phakathi lapho endaweni yakho. Ungacho kanjani lapha umuntu osohake wasindiswa ngasoze alahleke. Futhi libuye ngapha futhi lithi, kodwa nxa ulahlekile, kumbe ukuhlambaza, akwenzeki. Sibili. Nga umhlambalazi awusuye umKristu Akula muntu ongakhuluma ngomoya kaKristu othi uJesu kaqalekiswe uJohane ongcwele 4 kumbe uJohane okuqala 4 Akula muntu okhuluma ngomoya kaKristu othi uJesu kaqalekiswe Umoya wonke kaNkulunkulu osebandleni lesiKristu uvumelana lezinto zonke uNkulunkulu azichoyo. Sivala lapha futhi sithi walinyazelwa iziphambeko zethu ngemvivinya zakhe sisilisiwe. Ingqondo endala yenyama ithi insuku zezimanga sezadlula. NginguDokotela Jones, bona akulanto enjalo njengokusilisa kwaphezulu. Akulanto enjalo njengenkolo oyizwa enhlizweni. Lilixuku labamadlabuzane nje, lilamadlabuzane. Bona yikho kuphela okukhona kukho, akulalutho kukho. SingamaPresbyterian, singamaLutheran, kumbe loba yini okuyiko siyakwazi lapho esimikhona. Kodwa kuyini umoya kaNkulunkulu okuchoyo? UJesu Kristu ofanayo lapha, amen, kutsho umoya kaNkulunkulu uyavumelana masinya lelizwi. Yebo mnumzana, ukhona lapho. Bona lokho engikuchoyo manje, lezi zinguquko zenyama zisebenza ukufa, watsho uPauli. Kodwa lapho impilo ekhona, lokhu kuphelela, lo ozwayo amazwi ami akholwe kuye ongithumileyo, ule mpilo engapheliyo, futhi akasoze abuye ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Ngizamupha impilo engapheliyo, ngimvuse ensukwini zokucina, konke uBaba anginike khona, kuza kimi, futhi kakula lo yedwa wabo olahlekileyo, akungeke. Ngakho nanku lokho okukwenzayo, abantu bacabanga ukuthi lokho kwenza abantu bakhuleke. Mfowethu, awukhonzi uNkulunkulu phansi kokuhaqa kwenyoka. UNkulunkulu ngasomunye walaba abafo abalomchilo wenyoka emnyama behamba bekutshayela. UBaba uluthando, uNkulunkulu luthando, futhi iBhayibhili lathi kuJohane ongcwele, lo othandayo ungokaNkulunkulu. Uyamthanda uNkulunkulu, ngangingeke, nga ngaphuma futhi ngidakiwe lobu busuku, angikaze nginathe empilweni yami, kodwa nga ngaphuma futhi ngadakwa, bengingasoze ngesabe ukuthola ukutshaywa. Yiso isizathu ngingahambi ukukuyenza, isizathu ngingakwenzi, kungenxa yokuthi ngiyamthanda, uyangithanda, kayisiyo misebenzi yomlayo, akusiyo nto okumele ngiyenze. Kungenxa yokuthi usevele wangenzela enye into, futhi ngiyamthanda ngakho, nankoke.
So with that spirit in there, which is promise I give unto
ngakho,
him.
Lalo moya, pakati lapho, othenjisiwe, ngiyamnika impilo engapheliyo, futhi abasoze babhubhe. Ngabe waqamba amanga kumbe wakhuluma iqiniso? Wakhuluma iqiniso. Ngakho liyabona ukuthi lokhu kuchasisa kanjani. Okungenzakaliyo ngumuntu ukuba awe emva kokuba eseke wabasemuseni. Angeke, angawa, qiniso. Kodwa hathi ukubuyela ekuphendukeni. Ebuyele endaweni yokwenza imisebenzi emidala njalo futhi. Ngakho lina lonke eligijima kwenye imvuselelo lisiya kwenye imvuselelo. Eyinye indawo eyodwa, futhi ke leyinye. Aliboni na ukuthi aliqiniswanga. Aliqiniswanga. Manje ngeqiniso wena uthi, mfowethu Branham, kangikwazi loba ngeqiniso uNkulunkulu kasoze anginike inkonzo angiphe yona, futhi angiyekele ngibe sempambekweni. Futhi nxa kwakungafakazelwanga ngombhalo, khona-ke kwakuza kuba impambeko. Kodwa nanko umbhalo ukukusekela. Ibandla kalikaze liphuthise indawo. Abantu bayahamba bajoyine ibandla, baxabane, balwe, bakhathazeke, la yonke into. Futhi nje baphile loba yiluphi uhlobo lwempilo yenyama. Oh yebo, ngingumKristu. Ngizwe isivumo lamuhla ngekhosikazi elincinyane, elangitshela ukuthi indoda yalo yayigijima lenye indoda. Ubabambile indawo ngendawo. Futhi umfazi uthi, ngizakwenza obekwazi, ngingumKristu. Khangela ngapha kuJimmy Osborne. Phandle lapha, echumayela ngesonto ekuseni, le buki wuki, le roku, le roldi, le zinto zonke iviki yonke. Khangela Elvis Presley, uhlobo luka Judas Iscariote, luka 1947, ujoyina Assemblies of God, uMpentecostal, ekhuluma ngendimi, okomoya ongcwele. Futhi wathumela imiphefumulo eminingi ekushukuluzweni, ukwedlula wonke amabhawa ake abakhona, eminyakeni yokucina engamashumi amahlanu. Waphambukisa ingqondo zabantwana, ontanga, emhlabeni wonke, kuze kuthi amankazana amancinyane akhulule izembatho zabo zangaphakathi futhi baziphosele kupulatifomu, futhi ukuthi yena azisayine. Kuyinhlamba kangako, okokuthi ngabamphumisi kuthelevishini, kusukela okhalweni lwakhe kusehla indlela umzimba wakhe. Umoya ongcwele ekhuluma ngendimi, okobufakazi, omfo wethu, uba umoya ongcwele wawukhona, wawungeke wenze njengalokho, wazingcono kulalokho, ngeqiniso hatshi, uNkulunkulu uthanda ukuhlanzeka lobumsulwa lobungcwele. Angenzi ohlanzekileyo lomsulwa longcwele ukuzenza umKristu, kodwa uKristu kimi, uphila lokho kimi, futhi ngiyamthanda. Futhi nxa ngingenza loba yini embi, kuya ngicala, khona lapho ngizakuthi, uNkulunkulu ngithethelele. Nsuku zonke kufanele ngicele ukuthethelelwa, nsuku zonke, futhi lawo oyakwenza futhi, ngeqiniso oyakwenza. Kodwa manje nxa ungowenyama, ulindela nje emuva uthi, awu, lokho kuhle, ngingowebandla, bona, futhi ke, lapho uhlambaza, kulapho ungela kholo olwake lwanikezwa kwabangcwele. Khona ke wenza nhlekisa ngalokho, futhi ukubize umoya omubi. Uthi lelo liqhubu labagiqiki abangcwele. Khona ke uyazehlukanisa phakathi komusa lokwahlulelwa. Khona ke usuphelile kuze kube nini. UJesu wathi, ilizwi elilodwa elimelene lawo, alisoze lathethelelwa kulumhlaba kumbe emhlabeni ozayo. Futhi umKristu ozelwe ngomoya angeke akhulume okubi ngalokho, ngoba akungeke kuvumelana lakho. Kunjalo. Yizo isizathu abantu bezama ukungitshela leyo nsika yomlilo lapho, leyo ebonakala lapha kanye lathi. Bayazama ukutsho ukuthi lo kwakungudeveli, lokho kwakuyinganekwane nje, konke lokhu. Kodwa ikhamera yafakaza ukuthi kwakungesikho, futhi imisebenzi ibekwe khona kanye eBhayibhilini, insika yomlilo efanayo, eyahlangana noPawuli, esendleleni yakhe esiya eDamaseko. Zonke lezi izinto azenzayo emuva le uyazenza khona kanye ngendlela efanayo ngeBhayibhili. NguKristu, indodana kaNkulunkulu. Futhi lapho sizalwa kutsha, silempilo engapheliyo, futhi asingeke sibhubhe. Kakula kwenzeka ukuthi umuntu awe. Yikho lokho iBhayibhili elakutshoyo. Manje lalelani, khangelani lokho uPawuli akutshoyo. Ngizabala okunye kwakho futhi ngibone nxa lokho kungazwakala kuhle. Manje asiqhubekeni okomzuzu nje, indima 8. Kodwa lokho ukuthela ameva lokhula oluhlabayo kuyaliwa, futhi kuseduze lokuqalekiswa, okuphela kwakho kusekutshisweni, lo ngongakholwayo. Manje khangela uPawuli, kodwa abathandekayo, manje ukhuluma ngalabo abazama ukubuyela phansi komthetho, liyazi, bezama ukwenza imisebenzi yomthetho, kukanti bona nje, basemasikweni, njengalokho abangaba yikho, bale mibhapathizo, futhi lokubeka izandla, lazo zonke lezi izinto. Kodwa abathandekayo, siqiniseka ngani ezintweni ezingcono? Nankoke, mlaleleni manje. Lezi nto ezihambelana losindiso, lanxa ngalokhu sikhulumile. Ngoba uNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukukholwa imisebenzi yenu lemishikashika yenu yothando, leyo lina elalubonakalisa ebizweni lakhe, kulokho lasebenzela abangcwele lakhathesi lisabasebenzela. Ubona lokho akhuluma ngakho, akakhulumi ngamaKristu esiwa. Ngakula kwenzeka ukuphenduka, ukhuluma ngamakholwa asenyameni abadlula esimweni senguquko. Kodwa wathi kuwe owazalwa kutsha, wena ongumKristu othandekayo, siqiniseka ngani ngezinto ezingcono? Awukhulumi lezo zinto. Akawuphili lolo hlobo lwempilo. Uvikelekile loKristu. Wathini ngemuva lapha, manje kasiyeni kuma eBeirutheni, lapho ebesikhona lokhu kusa njalo. Manje asivuleni khona-ke, njalo kwabase Efesu 4:30, futhi kasithatheni lokhu, okomzuzu nje, futhi sibone ukuthi lokhu kutshoni, ukusekela lokhu, ukwenza umbhalo, uhambe lombhalo, abase Efesu 4, asiboneni, abase Efesu 4:30, asibaleni futhi sibone lokhu elikutshoyo. Lalelani, lingamdabukisi, umoya ongcwele kaNkulunkulu, ukuthi sabhaphathizwa kanjani emzimbeni, umoya munye. Lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Kunjalo na ubekwe uphawu emzimbeni kaKristu ngobhaphathizo lukamoya ongcwele, hatshi kusuka emvuselelweni eyodwa kusiya kweyinye, kodwa kuze kube lusuku lokuhlengwa komzimba. Yikho lokho oyikho, ngakho akulandlela kuwe yokuba ulahleke. Uyesaba, uthi yiso isizathu ukwesaba. Ukwesaba kuhambisana lokuthandabuza. Uthando luhambisana lokholo. Ngiyamthanda ubaba wami, angimesabi, ngoba ngiyamthanda, akasoze angilimaze, uza ngenzela okuhle. Nxa ngingamesaba, futhi angazi ukuthi uzakwenza kumbe hatshi, bona. Kodwa nxa ngimthanda, yebo baba, ngiyakuthanda, futhi ngiyakwazi ukuthi ungubaba wami, futhi wena uyangithanda, futhi kangesabi, kodwa ukuthi uzagcina ilizwi lakho, kuyisithembiso sakho kimi. Iyo indlela umoya kaNkuluNkulu owenza ngayo. Kodwa oh, nxa ngenza lokhu, nxa ngenze lokho. Bona lapho uza iceleni lezomthetho futhi. Ungaqali ubuya iceleni lezomthetho. Uyaphikisa. Icele eliqotho lilokho okufunayo. Sekuvele kungumsebenzi oqediweyo. UKristu wafa. Futhi isono sabulawa. Lapho esifa. Futhi nxa uNkulunkulu wakumisela ngaphambili empilweni elaphakade, konke ubaba anginike khona, kuza kuza kimi. Nankoke, ngeke ulahleke, uvikelekile, uze kube nininini. Ngoba ngomoya munye, sonke sibhaphathizwe emzimbeni munye, futhi ngomhlatshelo munye, uphelelisile, kuze kube nininini. Nankoke, akula ngenye indlela yokuba thina silahleke. Kuqondile. Manje akukwenzi uzwe kahle. Manje ukwazi njani ukuthi ungumKristu lapho umoya wakho ufakazelana lomoya wakhe? Lapho uthando likaNkuluNkulu lisenhlizweni yakho? Lapho ulothando intokozo ukuthula isineke ukuthambeka ukubekezela ukulunga obumnene? Yikho lapho wena izithelo zikamoya zilandela impilo yakho. Hathi ngoba ungadansa emoyeni, oh kuze kube yilowo mdumo wesimanje manje, ukhalisa kupiano, kulokhu okuningi kwalokhu, lapha ukudansa emoyeni. Zona izinto ziqondile. Kodwa bathatha into yonke nganeno kulelo cele lomthetho. Bona, futhi njalo ke, bathiya umoya kaNkuluNkulu ngemuva. Yiso isizathu lapho uNkuluNkulu eqala ukuzibonakalisa bathi, umbhedo, ngasifuni lutho lokwenza ngalokho. Abamazi uNkuluNkulu, abakaze bakubone, abangeke bakuzwisise. Ngoba kulempilo eyahlukileyo phakathi lapho. Akakwazi, inzala ayikwazi ukuthi kuyini lokho ingoloyi ekwenzayo. Kuyimpilo eyahlukileyo. Iyo indlela okuyiyo ngomKristu ekholweni lenyama, ovumayo, ophumayo futhi avume, oh yebo ngingumKristu, isigazi esikhulu emlonyeni wakhe njengenkabi yaseTexas egunyulwe impondo. Umfazi ogqoke okabhudula bakhe uthi, oh yebo, ngililunga lebandla, sibili ngiyilo, izithelo zakho ziyafakaza ukuthi awusilutho, kodwa owenyama, kunjalo, ngeqiniso, kunjalo, kulento eyodwa evumela kulokho. Lokho ikusilela kwengqondo kwabo, kumbe umoya wenkanuko phezu kwabo. Kunjalo, nxa ufuna ukwenza njengomhlaba, iBhayibheli lathi, nxa uthanda umhlaba, kumbe izinto zomhlaba, uthando lukaNkuluNkulu alukho litho lakuwe. Ngakho nankoke, manje wena uthi, oh iBhayibheli lathi, khona-ke, kufanele ngenze lokho, hathi, kayisikho, hlala lapha kuze kuthi uKristu enze enye into kuwe, leyo ekhupha lokho kuwe, khona-ke, uzelwe ngomoya kaNkuluNkulu, hathi lokho okwenzayo, yilokho akwenzele khona. Uze uthole uthando lokuthi usidlulile ekufeni wangena ekuphileni, futhi-ke khangela impilo yakho, nxa ihambelana, hathi ngoba uzama ukwenza impilo yakho, kodwa ngoba uNkuluNkulu letha ekubeni ngaphansi komoya wakhe. Akusuwe ozikhokhelelayo endleleni kaNkuluNkulu. uNkuluNkulu ekukhokhelela endleleni yakhe uqobo. Hathi wena usenza ukukhokhela, kodwa uNkuluNkulu esenza ukukhokhela. Manje khangelani lokhu, manje lapho nje sisehla phansi, sesizafika ekugcineni. Indima 11. Futhi siyafisa ukuthi ngulola lo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala ekuqinisekeni okupheleleyo kwethemba ekupheleni. Ukuze lingabi ngabavilaphayo, kodwa abalandeli babo abathi ngokholo langokubekezela badla ilifa lezithembiso. Manje esinye nje isitsho esisodwa lapha. Ngoba lapho uNkulunkulu ethembisa ku-Abrahama, ngoba wayengelaye omkhulu kulaye ayengafunga ngaye, wazifunga uqobo esithi, isibili ngizakubusisa lokukubusisa, lokukwandisa ngizakwandisa. Lapho uNkulunkulu ehlangana lo-Abrahama, manje u-Abrahama wemukela isivumelwano engafanelanga ngitsho. Isivumelwano senziwa lo-Abrahama kungumusa impela. Ngakonke u-Abrahama wayengasuye muntu ongcono, wayengasuye umuntu wobungcwele, wayengumuntu nje ojwayelekileyo. Futhi uNkulunkulu ngokhetho wakhetha u-Abrahama ngoba uNkulunkulu wamkhetha, hathi ngoba u-Abrahama wayekufuna, ngoba u-Abrahama wenza lokhu ngoba wayengumuntu olungileyo, ngoba elokufanela, kodwa kwakuyikukhetha kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wathatha u-Abrahama. Namuhla njengoba ngitshilo, ngiyakholwa siyakhetha abatshumayeli bethu, siyahamba hamba sithi awu omunye wamadikoni uchile ngasifumaneni umuntu ongcono kulabo bonke esakhiweni ukuthatha indawo yakhe awu umalusi uchile ngasifumaneni sithole ongcono kulabo bonke kwezinye izikhathi lokho akulunganga lapho bekhetha indoda ukuthatha indawo kaJudasi bathola indoda engayisiyo bathola indoda ethambileyo uMathiyasi umbhali omkhulu umfundi inxusa bathi uzathatha nje indawo eyiyo sibili mfana ukhangeleka njengendoda sibili kodwa kwakungayisilo khetho lukaNkulunkulu futhi wathatha lindoda futhi akazange enzele uNkulunkulu ulutho kodwa uNkulunkulu wathatha ukhetho lomncinyane ololaka oluphezulu umJuda olamakhala azingwegwe phansi lapho lobuso bakhe bonke ngizakwehla phansi ngizababopha uNkulunkulu wathi ngibona enye into kuye ngizamsebenzisa futhi uNkulunkulu wabonakala phambi kwakhe kulokho kukhanya okukhulu lapho futhi wathi ungubani inkosi wathi ngimuJesu ngani unzima kuwe ukukhahlela izincijo kungani ungihlukuluza kanjalo futhi uNkulunkulu wathatha leyo ndoda futhi wamenza waba ngomunye wamadoda amakhulu ohake watshaya ubuso bomhlaba kusukela kuJesu Kristu lolo kwakulukhetho lukaNkulunkulu lamuhla sizama ukwenza ukhetho lina mabandla liyathumela lindoda lapha naleyo ndoda lapha kakufanelanga kwenziwe ngaleyo ndlela uNkulunkulu wenza ukukhokhela kunguNkulunkulu kukho konke ngakonke ngaphezu konke hathi lokho okwezinye incwadi zelinye ibandla yilokho uNkulunkulu akutshoyo ngakho lokho okwenza umehluko nanzelela uNkulunkulu wenza isithembiso ku-Abrahama kungelasimiso futhi manje mana u-Abrahama akazange enze okokwenza into eyodwa uNkulunkulu wathi sengivele ngakwenza uNkulunkulu wenza isithembiso ku-Adamu wathi Adamu nxa ungasoze uthinte lokhu uzaphila kuze kube nininini kodwa ngosuku usidla kuwo lolo suku uzakufa u-Adamu wathi ngiyamangala nje ukuthi kumayelana ngani kungenani uyahamba khonale futhi akudle wawuphazamisa sonke isikhathi lapho uNkulunkulu esenza umuntu wenza isivumelwano sakhe loNkulunkulu kumbe uNkulunkulu lomuntu umuntu wephula ingxenye yakhe ngakho uNkulunkulu wayemele enze olunye ulutho ngoba wabona lokho umuntu wayeyikho futhi babemiselwe ngaphambili babekhethiwe futhi uNkulunkulu kwakumele enze olunye ulutho ngakho uNkulunkulu wehla phansi futhi wenza isivumelwano sakhe lo-Abrahama kungelasimiso nxa kwakungasoze kube lesimiso u-Abrahama wayelahlekile isikhathi eside umkhangele ehlezi phansi lapho egeriya ehlehlele emuva ekhuluma amanga futhi wanikeza umkakhe kwenye indoda ukusindisa isikhumba sakhe indoda bani ehlezi phandle lapho futhi ehlehlele emuva uNkulunkulu wamtshela wathi ungasuki phezulu lapha hlala phezulu lapha indlala yamphumisa wazulazula phansi lapho okwakuhambeka kalula liyazi ukuthi kwenzakalani kumfo lapho ethatha indlela elula wazulazula phandle phansi lapho lapho utshani olwaluluhlaza khona ukwedlula kwezinye indawo futhi lapho esefike phansi lapho watshela inkosi leyo ukuthi umkakhe wayengudade wabo ukusindisa isikhumba sakhe manje lawo ayengamanga futhi loba yiphi indoda engathatha umkayo futhi amnikeze kwenye indoda ukuba asindise isikhumba sakhe nango elapho ehlezi phandle lapho ethenteni elincinyane umhlehleli muva ekhuluma amanga futhi waqhubekela phandle kweyakhe equnywe ngakonke esithembisweni lakho konke kodwa wayelokhu engumprofethi kaNkulunkulu futhi nango u-Abhimeleki wayengenhle indoda yobungcwele qiniso watsho imikhuleko yakhe yobusuku bonke wathola lugogo oweminyaka elikhulu ubudala wehla phansi lapho emuhle futhi emutsha njalo wathi yiyo inkazana ebengiyilindele ngakho ngiza kumtshata u-Abrahama wathi ungaba laye ungudade wethu yena lo ngumfo wethu ngakho wamthatha wamusa lapho futhi wenza abafazi bamgeza futhi agqoke izigqoko ezinhle futhi bamlungisa njengenkosazana futhi watsho imikhuleko yakhe wacambalala embhedeni futhi waphakamisela inyawo zakhe phezulu futhi wathi ukusasa ngizathatha leyo nkazana enhle yesiHebheru lo dade walumfana phandle le oh kuzamangalisa oh nkosi uyakwazi ukuthi ngikuthanda okunganani yebo mnumzana kuyamangalisa futhi uNkulunkulu wathi ufana lo muntu ofileyo aha lingixolele abrahamani u-Abrahama wayehlezi khona lapho eqamba amanga ehlehlele emuva futhi lapha kwakulala indoda ethembekileyo futhi indoda eqondileyo ngani wathi nkosi uyabazi ubuqotho benhliziyo yami akazange angitshele ukuthi lowo kwakungudade wabo wathi ngiyabazi ubuqotho benhliziyo yakho Yiso isizathu ngikwenqabela ekungoneleni. Kunjalo, ngiyabazi ubuqotho benhliziyo yakho. Kodwa umkakhe ngumprofethi wami. Haleluya. Oh, ngalo kungasiwo umusa kuyini? Ehlehlele emuva, ekhuluma amanga, futhi ehlezi phandle le, kodwa lowo lokhu engumprofethi wami. Thatha umnikelo, futhi uhambe kuye, futhi ubuyisele umkakhe emuva. Kungenjalo, ungumuntu ofileyo. Ngiyangisayikuzwa imikhuleko yakho futhi. Mvumele akukhulekele. Amen. Nankoke, lowo ngumprofethi wami. Manje, wena uthi, oh, ngifisa aluba nganingu Abrahama. Nxa sifile kuKristu, sinzalo kaAbrahama, futhi sizindlalifa ngokwesithembiso. Kunjalo, yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo. Lingathanda ukukubala. Kungani, iBhayibheli lakho ukuthi isithembiso sasingekho kuphela kuAbrahama lezinzalo zakhe. Njengokuthi wena, uAbrahama wayelenzalo eziningi, qiniso, abantwana abaningi. UIshmayeli wayengumntanakhe, wayelabantwana abayisikhombisa kumbe abayisificaminwembili emva uSara esefile. Ngomunye uKetura, kodwa khangela, inzalo kwakungethenjisiweyo, okwakungu-Isaka. Futhi ngo-Isaka kweza uKristu, ngoKristu kwabuya thina. Isithembiso asila simiso. Manje sithini ngo-Abrahama? Ngani? Wayemele engasekho. Kwakungasoze kwenzakale kuye ukuba abuyele njalo. Qiniso. Kwakungasoze kwenzakale kuSawuli ukuthi abuyele njalo. Nxa lokho kumele ubale umbhalo ngaleyo ndlela. Bona, kodwa kwakungayisikho. Isithembiso sikaNkulunkulu sihlala kuze kube nininini. Akasibaleni lapha okomzuzu nje. Ngifuna ukuthi likubale. Ngifuna ukuthi lithathe abaseGalatiya 3:16. Futhi libale lokhu. Futhi libone manje lokho isithembiso esiyikho. Futhi libone ukuthi nxa siyisithembiso sakhe. Kumbe hatshi. 3:16. Lalelani lapha. Kulungile. Ngizabala indima 15, futhi, bazalwane, ngikhulumisa okwabantu, loba kuyisivumelwano somuntu, kanti uba siqinisiwe, akula muntu osichithayo, kumbe ongezelelayo kuso. Manje ku-Abrahama lakunzalo yakhe, nzalo, N-Z-A-L-O, kunzalo yakhe, isithembiso senziwa.
To Abraham and his seed.
Now what? U-Abrahama lenzalo yakhe, manje khangela.
He saith not and to thy seed.
Gatsho ukuthi, futhi lakunzalo zakhe, ubunengi, sengathi zinengi, kodwa sengathi ngeyodwa, futhi lakunzalo yakho, enguKristu.
Then Christ was the seed of Abraham.
Kona ke uKristu wayeyinzalo ka-Abrahama, futhi thina sifile kuKristu, futhi zabhaphathizwa emzimbeni wakhe. Siyinzalo ka-Abrahama, lezi ndlalifa zesithembiso. Kona ke kunjani, uza kuwa kanjani, uba uNkulunkulu wenza isithembiso kuwe, uza kuhlehlela emuva kanjani, futhi usuke uhambe, futhi uye esihogweni ngakho. Manje wena uthi, awu, asingeke sihlehlele emuva na, impela, futhi lapho uhlehlela emuva, uzakuthola, ungakhathazeki, u-Abrahama wakuthola, futhi abanye babo bonke bakuthola, futhi uzakuthola, ungacabangi ukuthi kukunika ilungelo lokwenza isono, akukwenzi, uzakubhadalela izinto zonke ozenzayo, uzakuvuna lokho okuhlanyelayo. Wenza isono esincane esisodwa, futhi uzavuna inditshi yokuwatshela egcweleyo. Kunjalo, kodwa mfowethu, lokho akutsho ukuthi ulahlekile. Kunjalo sibili, u-Abrahama wavuna khona kanye, sibili akuhlanyelayo. Kunjalo, kodwa wayelokhu esindisiwe. Isivumelwano uNkulunkulu azenza lo-Israyeli, balahlekelwa ilifa labo, balahlekelwa ilizwe elithenjisiweyo, futhi baya phansi eGibhithe, kodwa babengalahlekelwanga isivumelwano sabo. UNkulunkulu wathi, ngiyakhumbula isithembiso sami ku-Abrahama, ngiyakhumbula, futhi ngizile ukukhulula abantu bami, yana phansi lapho Mose, futhi utshele uFaro, ngithe yeka abantu bami bahambe, ngiyakhumbula ngenza isithembiso ku-Abrahama lasenzalweni yakhe. Kuyinto efanayo ngathi. Ngakho nxa ufile, futhi impilo yakho ifihliwe kuNkulunkulu ngoKristu, ngakula lutho emhlabeni olungakuthinta. Manje ungahamba futhi wenze okubi, kodwa nxa sibili ngeqiniso, umntwana kaNkulunkulu, futhi ubone ukuthi wenze iphutha, uzavuka futhi uzame njalo, kunjalo, futhi awusoze uhlale lapho. kodwa nxa uligwala, nxa uyinzala, nxa kungela phakama kuwe, uzakuthi, awu, kwakungela lutho kukho, kungenani. Umbuso kaNkulunkulu unjengomuntu owathatha imbule futhi waya olwandle, waliphosela phakathi. Lapho esiza, wayelabofuthu basemanzini, amaxoxo, inyoka, impankwa, izayobe nenhlanzi. Yilo ivangeli lapho lichunyayelwa. Njengenkosi ingatshela umtshumayeli, njengomfowethu Graham, yenyuka lapha, yana kuleli khona futhi ugole inhlanzi, okwesikhatshana esincinyane, mfowethu Graham, kulungile, uthatha imbule lakhe futhi ahambe lapho, futhi aqalise ukugola inhlanzi. Uyangaphi mfowethu Bill? Ngiyaphuma ngiya kwenye indawo, futhi ngiphosele kuleli khona, ngiyadonsa, nampo lapho Nkosi, uyazi lokho abayikho, ngidonsa imbule njalo, kulungile, nampa lapha Nkosi. Manje ufudu lwamanzi lwaluluufudu lwamanzi kwasekuqaleni, ubanjiwe nje embuleni, kunjalo, futhi yiyo indlela abantu ababanjwa ngayo emadlabuzaneni. Oh, haleluya, haleluya, dumisa inkosi, dumo kuNkulunkulu, haleluya, babanjwa embuleni nje, yikho kuphela. Ngalo moya omdala ufudu lwasemanzini ukubo, akuyikuba kude, bathi, awu, ngiyakutshela, nangu ehamba enyenyela ngemuva. Futhi ikhosikazi elidala ikrofishi lizakuthi, kodwa angeke ngikuzwisise lokho nje, bona. Unkosazana Sayobe wahlala lapho okwesikhatshana wahamba plop 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 ebuyele muva, awu, kwakungela lutho kukho kungenani. Unkosazana Nyoka uzakuthi, oh, balixuku labagiqiki abangcwele, yikho kuphela okukhona kukho, ngizakwehla phansi lapho, abalengqondo ezingcono kulalokho. Ngani, uyinyoka kwasekuqaleni, imbule levangeli, likubambile nje, yikho kuphela. Kodwa inhlanzi iyahanjiswa etafuleni lenkosi. Waye inhlanzi kwasekuqaleni. Inhlanyelo yakhe yayiyinhlanzi. Waqala eyinhlanzi futhi uNkulunkulu wayesazi inhlanzi zakhe kusukela ekusekelweni komhlaba. Haleluya! Kumbulani, bonke baphefumula amanzi alodaka afanayo phandle lapho, bonke baphefumula esifudlaneni esifanayo, kunjalo, sonke senziwa zanatha edwaleni likamoya elifanayo, bonke badla imana enkangala, uKhalebi loJoshua badla imana efanayo, leyo abanye babo abayidlayo, futhi bonke bawela enkangala, kodwa kwakulababili abakhethiweyo ukuthi bachaphe, futhi bachapha, kunjalo, sonke senziwa ukuba sinathe okomthombo ofanayo, kodwa akusibo bonke abanathayo abasindisiweyo, sonke senziwe ukuba simemeze ndawonye, sonke senziwe ukuthokoza ndawonye, kodwa abakhethiweyo basindisiwe. Linanzelele na, kwathi imimoya emibili ensukwini zokucina iza kuba seduze kakhulu, kuze kukhohlise abangabakhethiweyo. Nxa kusenzeka, bona, yiyo umoya oqotho kaNkulunkulu, bakhethelwe empilweni elaphakade. Manje sesivala, khona ke umfowethu Neville uzathathela lapho engichiya khona lapha, kulungile. Lalokhu ngithi, ukuthi isivumelwano, esaqiniswa nguNkulunkulu kuKristu ngaphambili, umthetho, okwakungumnyaka amakhulu amane. Emva kweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu, kawusichithi, usenze isithembiso sibe yize. Leso isithembiso uNkulunkulu asipha u-Abrahama ngaphambi kokuba umthetho ube khona. Ngoba uba ilifa lingelomthetho alisekho ngesithembiso futhi, kodwa uNkulunkulu walinika u-Abrahama ngesithembiso, hathi ngolutho olwenzayo, hathi ngayiphi imithetho, loba yiphi imithetho yebandla lakho ngokujoyina ibandla, kumbe loba wuphi omunye umthetho, impela kuyikwenza komusa kaNkulunkulu kuwe. Nankoke, khangelani. Pho umthetho uyini? Wengezwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo eyanikwa isithembiso. Kakusobala lokho yini njengamakhala ebusweni bami? Kwengezelelwa ukukhonza kwaze kwathi inzalo yafika eyayinguKristu kulowo owenzelwa isithembiso. Futhi kwamiswa ngezingilosi lasezandleni zomlamuli. Manje umlamuli kayisuye umlamuli oyedwa, kodwa uNkulunkulu munye. Manje ngitshiyela khona lapha, kuqalela khona lapho, ngisenzela umfowethu Nevayili okwangolwesithathu lolu oluzayo. Manje liyazwisisa lokho esikukhulumileyo, ukuthi akulakwenzeka sibili umKristu ozelwe kutsha, ukuthi angitsho manje uyazibiza ozelwe kutsha. Ngicho oweqiniso umKristu ozelwe kutsha ukuthi awe emuseni angeke akwenze engawa kunjalo kodwa kangeke ngicho aphume kulowo musa. U-Abrahama wawa emuseni, qiniso wawa, uNkulunkulu wamtshela ukuthi ahlale khonapho, waphuma phakathi kwawo, kodwa akazange alahlekelwe isivumelwano sakhe, wayelokhu engokhethiweyo kaNkulunkulu, wayengumprofethi ehlezi lapho, wayehlezi enguwe, uzahlala engokaNkulunkulu. Manje nanzelela, iBhayibhili lacho, ukuthi wonke u-Israyeli uzakusindiswa, bangaki abakwaziyo lokho, iBhayibhili lathi, wonke u-Israyeli uzasindiswa, manje u-Israyeli kasuye u-Israyeli ongowenyama. Kodwa u-Israyeli kamoya ngoba izipho lokubizwa akula kuphenduka. Yikho lokho iBhayibhili elakutshoyo. Yona kanye indima elandelayo abaseGalatiya kulungile. Wonke u-Israyeli uza kusindiswa. Bonke babo basindisiwe. Siba ngu-Israyeli kanjani? Sifile kuKristu. Sithatha inzalo ka-Abrahama. Futhi sizindlalifa ngokwesithembiso. UPawuli wathi lokho okungaphandle akusikho mJuda kodwa lokho okungaphakathi kungumJuda abathenjisiweyo. Futhi sinzalo kaAbrahama ngesithembiso ngoKristu simamukela njengomsindisi wethu oqondane lathi. Oh ngithemba liyakubona, ngithemba liyakubamba. Ngali ngahlala lakho okwesikhatshana. Manje khona phakathi lapha siqedisa lokho khonake. Siyaqala kuMelkizedeki lokho okubuyisela kulokho njalo. Siyaqala khona ngaku oh khona nje. Into yonke iyamangalisa kodwa silokhe singena kulezo zinto ezimqoka. Manje bona nxa uthatha lokhu lapha kukhangeleka njengokuthi nxa ungakubala ngokubona nje njengoziquntathu omileyo okholwa uNkulunkulu abathathu. Wangitshela ngesinye isikhathi ukuthi uMathewu 3 wabonisa ukuthi kwakulabathathu abantu abathathu abehlukeneyo kubuNkulunkulu. Ngathi kumele ngikubone. Wathi khangela ngimile khona kuleli pulupiti. Wathi khangela lapha uMathewu 3. Wathi lapho uJesu ephuma khona kanye emanzini khangela amazulu avuleka kuye futhi wabona umoya kaNkuluNkulunkulu njengejuba futhi ilizwi livela ezulwini lisithi le yindodana yami ethandekayo engithokoza ngayo kakhulu. Futhi kwakulabathathu indodana okhunjini umoya ongcwele phakathi lobaba phezulu. Ngathi mfowethu umbhalo kawubali lokho. Oh yebo kuyakwenza. Ngathi manje kubale futhi kufumane nxa kukwenza. Manje nanku umfanekiso wakhe. Nangu uNkulunkulu indodana. Nangu uNkulunkulu ubaba. Nangu uNkulunkulu umoya ongcwele njengejuba. Manje khangela iBhayibheli lathi lapho uJesu ebhapathizwa indodana yaphuma khona kanye emanzini. Khangela amazulu phezu kwakhe avuleka futhi ilizwi lisithi nge wabona umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu njengejuba. Hathi omunye umuntu phezu lulapho kodwa lumoya kaNkulunkulu wawulijuba elaliphezu kwakhe futhi ilizwi libuya lisithi le yindodana yami ethandekayo engithokoza ukuhlala kuyo. Manje bala uMathewu 3 futhi ubone nxa kungatsho lokho. Bona hathi abantu abathathu ngitsho la kancane. Futhi iyo indlela lokhu akutsho ukuthi kakula kwenzeka emuntwini ukuthi abuyele khonake lapho ehlehlela muva. Akutsho lokho ukuthi kakula kwenzeka ukuthi umuntu abuyele ukuzivuselela emva kokuba eseke waba khonale. Angeke akwenze. iBhayibhili lathi lo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngoba angeke one. Ngoba inhlanyelo kaNkulunkulu ihlala kuye futhi angeke awone. Ngingabizwa njani isoni lapho kunomhlatshelo olele lapho ukuthatha indawo yami? Ngingafa njani lapho ukufa sengikuhlawulelwe? Ngingafa njani lapho ngile mpilo elaphakade? Ngingakwenza njani? Awungeke ukwenze. Ngingaba lemvumo ebhaliweyo njani evela kumeya waleli dolobho ukugijima amamayila alitshumi lesithupha ngehola ngidabula kuleli dolobho futhi noma nguphi umpolisa ongangibophela ukugijima amamayila angamatshumi ayisithupha ngehola. Ungakwenza njani? Yile mvumo esuka kumeya etsho ukuthi ngingakwenza. Angeke angibophe. Ukubopha kwakhe engavuthela impembe lezinye zonke izinto futhi ngingakunaki. Akutsho lutho ngile mvumo. Futhi ngingakwenza kanjani khonake njengoba emva uKristu esengifele futhi ngiba yikulunga kwakhe ngenxa yomusa wakhe lothando kimi. Ngingona kanjani lapho kulenye into ekhona ibekwe phakathi kwami loNkulunkulu umhlatshelo. Angeke ngone, angeke ngikwenze. UNkulunkulu akangiboni ngisho ubona uKristu. uma endaweni yami futhi lapho ngisenza loba yini okubi uKristu uthatha indawo yami yenza isivumo sami ngiphambanisile yena uqondile Nkosi uyayazi inhliziyo yami uyakwazi loba ngiyakutsho kumbe hatshi futhi ngiphambanisile ngithethelele uNkulunkulu akakuboni ngitsho igazi likaJesu lingimbozile sonke isikhathi khona-ke uNkulunkulu engangibona njani isono singabalwa kanjani kimi lapho engeke akwenze khonapho nje ngikwenza kuxolelwe kunjalo njengokuthatha isithontisi esincinyane njengalokhu isithontisi selihlo esincinyane futhi ulithathe ugcwele i-inki emnyama futhi ulibambe phezu kwenditshi yebhlitshi futhi ukuthontisele phakathi lapho futhi-ke uzame ukulidinga njalo uyabuyela ube yibhlitshi i-inki iba yibhlitshi futhi yikho lokho izono zakho ezivunyiweyo nxa ukuKristu phakathi kwakho lo Nkulunkulu inditshi yonke yebhlitshi futhi isono sakho siba yikulunga ngoba umhlatshelo olungileyo ukulindele lapho
At the ending of days, and the last winds of sorrow have blown, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone.
Leyo yinto enhle eyodwa leyo yinto enhle eyodwa kangiyikulichapha ngezinye zalezi insuku sizakwehla phansi ekucineni komgwaqo ilanga lizakwala ukukhanyisa khona-ke uNkulunkulu uzabiza u-Adamu uzafinyelela phezulu futhi anyikinye u-Eva futhi athi sithandwa nanku kulapha sokuyisikhathi sokuvuka u-Eva uzafinyelela futhi abambe u-Abhela athi phuma sithandwa sokuyisikhathi sokuvuka u-Abhela uzabamba usethi futhi usethi uzabamba unowa unowa abambe oh kusiya kusehla ku-Abrahama futhi phansi lapho besiza kuza kuba lokunyikinyeka okukhulu lokuvuka lapho indodana kankulunkulu isiza siza kuma ngesimo sakhe ngalolo suku manje nxa ungenza isono lapha uza kusibhadalela ngile kulokhu kuqhubeka nje kusiza engqondweni yami kumele nje ngikukhulume ngizamile ukukwenqabela kane kumbe izikhathi ezikahlanu kumele ngikukhulume bangaki abakhumbula lumzalwane umalusi owayevame ukuba lapha e-Church of God umfowethu khona phezulu lapha lalingubani ibizo lakhe wayesebenzela uVogen phansi lapho Oh lina lonke iChurch of God yakuqala khona lapha ekhoneni kumbe wayevame ukuthengisa korole esikhathini sokuwa kwezomnotho olobu uNkulunkulu sibili indoda engcwele umfowethu Smith wathatha indawo yakhe phezulu lapho ngizabiza ibizo lakhe ngemizuzu emilutshwana wayeyindoda esindiswa nguNkulunkulu khumbula nxa ungahambi esiqondisweni futhi wenze enye into embi njengomKristu uNkulunkulu uza kuxwayisa futhi-ke nxa ungathathi isixwayiso uza kususa nje emhlabeni yikho lokho akwenzayo liyakhumbula ebhayibhilini khangela lelo bandla labasekorinte wabatshela lokho ababeyikho esikhundleni kukristu kodwa wabaxwayisa ngalokho okwakuza kwenzakala futhi baziqondisa baqondiswa lo nkulunkulu futhi lumfowethu omncinyane wayengumzalwane omncinyane omangalisayo ngiyakholwa indoda esindiswe ngunkulunkulu futhi wathola umsebenzi phansi lapha kovogeni uba abanye babantu bakhe behlezi lapha ngithemba alicabangi ukuthi ngangazi uba lihlezi lapha kodwa uramsi umfowethu ramsi bangaki abakhumbula umfowethu ramsi phezulu lapha e-Church of God qiniso liyamkhumbula indoda encinyane emangalisayo futhi wayevame ukubuya endlini yami futhi sasikhuluma sonke futhi sasihlala lapho futhi sikhale futhi sibambane izandla zomunye lamunye umkristu oqotho ngolunye usuku ngangena kuyo phansi lapho ngisanda kuvela njengaphetshe yakolwandle emhlanganweni ngile mota yami ukukhangelwa umfowethu ramsi wathi ngingakwenzelani bhili ngathi ikhangele mfowethu ramsi ntshintsha amafutha okulungile wathi kulungile kuhle wathi ulo mhlangano omuhle ngathi o mfowethu ramsi ubumangalisa ngathi ngiyafisa ngabe ungahamba lami kwesinye isikhathi kungani ungahambi lami wathi kangisakhonzi inkosi njalo bhili ngathalaza ngathi utheni wangathi nje uthi angisamkhonzi futhi wasuka wahamba ngacabanga oh uyadlala nje ngaqhubeka ngahamba kwenye indawo ngaphenduka futhi ngangena emoteni yami ngiyenyukela ngekhaya futhi ngaqala ukucabanga ngalokho Kangisakhonzi inkosi futhi. Inkosi yakubeka enhliziyweni yami ukubuyela futhi ngimbuze njalo. Ngakho ngathi, Meda, sala ugcine umuzi. Futhi ngangena emoteni yami futhi ngabuyela phansi. Ngama futhi, ngangena kovogeni. Ngathi, mfowethu Ramsey, ngifuna ukukubuza umbuzo. Wathi, kulungile Billy, kuyini? Ngathi, uthe isikhatshana esedlulileyo kawusakhonzi inkosi futhi. Ubungidlalisa nje, akunjalo na? Wathi, hachi. Ngathi mfowethu Ramsey, wena kawukutsho lokho. Wathi yebo. Ngathi awumthandi na. Wathi ngabe ngimthanda, bengizamkhonza, bengingeke naphi li, wasuka wahamba. Ngacabanga, tshono mfowethu Ramsey. Wathi kangisafuni ukukhuluma okuningi ngakho. Ngahamba ngekhaya, ngangena ekamelweni ngavala umnyango, futhi oh, uyazi ukuthi uzwa njani, usindwa sibili, sengathi uthathele ingane amakukisi kumbe enye into, uyazi. Ngacabanga, ini, akungeke kube njalo. Ngeqiniso, enye into eyenzakele kumfowethu Ramsey. Futhi kulomfana omncinyane onsundu othiwa nguJimmy, ubuya lapha ebandleni, ulonyawo olulodwa liyazi, uyakhula sengazathi, ngiyakhohlwa ibizo lakhe, usebenza phansi lapho, kovogeni, ulendawo okudilizwa khona izimota, wahlangana lami futhi wathi, uyazi mhlonishwa Branham, wathi, angazi lutho ngalokhu lapha, udokotela Ramsey lapha, wathi ngamtshela ngolunye usuku, wathi sonke zazisesaba ukuthi sivule umlomo wethu lapha, wathi indoda elobu nkulunkulu, kodwa wathi wathatha isithupha sakhe sokuchumayela futhi wasesiya ebhasikitini futhi wasidabula iziqa. Futhi waziphosela ebhasikitini wathi angifuni lutho lokwenza ngalokho futhi. Wathi yeyi mnumzana, wathi awufanelanga wenze lokho. Wathi oh Jimmy, sengiqedile ukukhonza inkosi. Ngakho waseqhubeka wathi awutsho lokho. Futhi wathi khonake, wangitshela wathi uyehla ukuzolola amavaluvu akhe ngosuku lwezisebenzi. Ngiyakholwa kwakuyikho. Futhi wathi manje ngifuna ukuthi ubuye ungisize Jim. Wathi ngiza kusiza emva kokuba sengivela ebandleni, kodwa kuqala mina ngiya ebandleni. Wathi wabuyela emuva phansi. Futhi umnumzana Ramsey wayelola amavaluvu emoteni yakhe. Wathi Jimmy, yehlela phetsheya komfula, amabhawa avaliwe lapha, yehlela phetsheya komfula futhi ungitholele ikhesi yotshwala. Wathi umnumzana Ramsey, mina ngilecala ngezinto eziningi, kodwa kangisoze ngibe lecala lokutholela inceku yenkosi ikhesi yotshwala. Wathi hatshi mnumzana, kangisoze ngikwenze lokho. Futhi wathi, awu, suka lapha, lithenge Jim. Wathi mnumzana Ramsey, ngizalola amavaluvu akho, kodwa nxa ungathenga utshwala, uzazithengela wena. Wathi, ngangikuthengela inceku yenkosi, loba yini okunjalo. Ngakho uRamsey weqela emoteni kaJimmy, waya ngaphetsheya komfula, waphenduka ekhokobele lekhesi yotshwala ebunatha. Waqala ukwehla futhi wagula. Bona, uNkulunkulu, waye ngela kukhuluma laye. Ngamxwayisa, ngenza konke engangingakwenza. Umfowethu Smith waya kuye futhi wamxwayisa. Wonke umuntu wazama ukwenza konke ababengamenzela khona. Kunjalo, wanyikinya ikhanda lakhe. Kuyini okwenzakalayo? Wagula futhi wafa. Lokho kwatshengisa ukuthi wayengumuntu osindisiweyo. Nxa uNkulunkulu wayengeke amenze amlethe ebulaleleni, kuzamele amsuse emhlabeni futhi amlethe ekhaya. Yikho kanye lokho iBhayibheli elakutshoyo, yikho lokho iBhayibheli elikuthembisayo. Nxa ungasoze ukumele ukuqondiswa, kufanele ubuye ekhaya. Ngakho uNkulunkulu angeke alahlekelwa nguwe ngemva kokuba esekusindisile, kodwa engafinyeza izinsuku zakho lapha futhi akwenze ubhadalele isono sonke osenzileyo. Ngakho nxa usona, kuzamele ubhadalele lokho okwenzileyo. Khumbula nje lokho. Manje inkosi ibe lani. Ngiyakholwa kulobu busuku ukuthi umfowethu Ramsey wasindiswa. Ngempela ngiyakukholwa. Kodwa wayengela kulalela uNkulunkulu. Futhi lapho engela kulalela uNkulunkulu, uNkulunkulu wayemele amlethe ekhaya. Yiyo into kuphela yokwenza, ngoba kwakuyini? Wayezaletha isigcono lehlazo egazini lelo ayengcweliswe ngalo. Kunjalo, futhi abale isivumelwano into engangcwele. Ngalokho kungesikho khona kanye lokho lincwadi yamaHebheru eyakutshoyo. Bona, kwakungeke kwenzakale kuye ukuthi alahleke, kodwa wayezaletha ukuyangiswa lehlazo. Ngakho uNkulunkulu wayeza kumsusa emhlabeni futhi amlethe ekhaya. Yikho khona sibili okwathatha indawo. Manje makuthi inkosi ibusise lapho sikhothamisa amakhanda ethu okwesikhatshana ukuze sikhuleke. Manje Baba ongcwele kakhulu olomusa, ngempela silokubonga kuwe ngesithembiso esilaso ukuthi kawusoze usichiye kumbe usifulathele. Wathembisa ukuthi uza kuhamba lathi ngasempilweni, lasekufeni uza kuba useduzane lathi. Wasithembisa ukuthi sasilempilo elaphakade, wayinikeza kithi ngesihle, asingeke silahlekelwe yiyo. Konke lokho okuza kimi kulempilo elaphakade. Futhi nxa kuyimpilo elaphakade, ayilasiphetho. Futhi wathembisa ukusivusa ngosuku lokugcina. Kulokhu silokubonga kakhulu. Silokubonga ukuthi ilizwi lakho liyasifundisa lokhu, liyasinika ithemba leqiniso, lisenza sibekwazi ukuthi ubaba wethu uluthando, uyasithanda, futhi wasikhetha. Wathi, alingikhethanga mina, kodwa ngilikhethile, futhi ngalimisela. Futhi ngiyakubonga baba, ukuthi wena wenze njalo. Futhi abanengi bahlezi lapha lobu busuku, futhi labo abamiselwe impilo elaphakade, futhi sebemukele uJesu Kristu njengomsindisi wabo oqondane labo. Futhi izithelo zikamoya zilandela impilo zabo, ukuthambeka, ubumnene, ukuthobeka uthando, intokozo, ukuthula, isineke, ukulunga. Silokubonga ngalabo. Futhi siyakhuleka, Baba, ukuthi nxa kulabanye phakathi lapha lobu busuku abangela zithelo lezo ukubaphelekezela, kodwa baphumule phezu kokwedlulisa amalawulo, ngoba basetshenziwe ngolunye usuku, ngoba baba lamadlabuzane, bezwa kahle, bengabe bememezile, bengabe benze izinto eziningi. Kodwa baba, nxa bengela zithelo sikamoya lezo esibagcina usuku ngosuku othandweni njalo njalo, bekolela izitha zabo, bekondisa izimpambeko zabo, futhi bephila ngokuthula, futhi bethanda, futhi benhliziyo enhle, futhi belomusa komunye lomunye, lokutshisekela ibandla, uthando kuKristu lwabantwana bakhe, oNkulunkulu olaphakade, bathethelele, lanxa bengamalunga ebandla, amalunga omzimba wasemhlabeni. Mabahambe manje futhi babeke eceleni leyo misebenzi yenyama efileyo, futhi baphikelele ekupheleliseni. Siphe khona Nkosi, mababuye kulowo opheleleyo, futhi bamamukele njengenhlawulo yabo yezono zabo, ukuze ame njengomhlatshelo opheleleyo okwendoda elecala lomfazi olecala, futhi kubanikeze ngomusa wakhe wothando lokuthula, baze bangene ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuphila nini lanini. Siphe khona baba, lapho sikhothamise amakhanda ethu. Nxa kukhona omunye onjalo ongathanda ukuntshintshanisa impilo yenyama yezimiso, yemibhaphathizo, yamadlabuzane, yezinto ezincane zenyama njengalokho, okwenhliziyo eqotho, egcwele ngothando sibili, ukuthi ungaya esitheni sakho esilolunya kakhulu, umsingathe futhi uthi, mfowethu, ngiza kukhulekela, ngiyakuthanda. Nxa ungathanda ukuntshintshanisa leso sehlakalo sezinto zenyama ngesehlakalo kodwa sothando, ungaphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu futhi uthi, Nkulunkulu, ngithathe lobu busuku futhi ungenze lokho engifanele ngibe yikho, ngiza kulikhulekela khona kupulupiti lapha. Ungafisa umkhuleko, phakamisani izandla zenu. uNkulunkulu akubusise emuva le mnumzana. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Omunye futhi, uNkulunkulu akubusise mnumzana. Bengisebandleni okweminyaka. uNkulunkulu akubusise mnumzana. uNkulunkulu akubusise lapha mfowethu. uNkulunkulu akubusise emuva le khosikazi elincinyane. Ngizacela uNkulunkulu ukuthi angenze ngigcwale ukuthula. Liya, ngabe uphuphuma sibili ulaka na? Ngabe ungekho kahle na? Uyathandabuza na? Uyachukuma na? Kawazi loba kuyikho ngempela kumbe hatshi. Lapho usiza kuKristu, ngabe usiza ngesiqiniseko esigcweleyo, inhliziyo egcwele uthando. Ngabe usiza kuye ungela kwesaba okukodwa usithi, ngiyazi ungubaba wami. Futhi akula kulahlwa, usudlule ekufeni waya ekuphileni. Uyakwazi, futhi uyananzelela impilo yakho. Uyathanda, uyaxolela, uthambile, ulokuthula, umnene. Zonke lezi izithelo zikamoya ziphelekezela impilo yakho usuku ngosuku. Futhi khonapho usenza ulutho olubi, oh minabo, khonapho nje kusiza engqondweni yakho ukuthi wenze okubi. Ngokuphangisa, uyakulungisisa khona ngalezo sikhathi. Ungalindeli omunye umzuzu, hamba khona ngalezo sikhathi, futhi ukulungisise. Nxa ungakwenzi, awu, kawulawo umoya kaKristu, ungabe ungumfazi olungileyo, ungabe uyindoda elungileyo, ungabe ucatshangwa kahle ebandleni, ungabe ucatshangwa kahle esigabeni, kodwa uqhubekele na kulokho kuphelela kuleyo ndawo lapho othembele ngokugcweleyo kuKristu, futhi ngalokhu kukupha uphawu. U-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. Khona-ke uNkulunkulu wamnika uphawu lokusoka njengesiqiniseko. Manje wena uthi, ngiyakholwa uNkulunkulu, ngenza isivumo. Kodwa uNkulunkulu wakupha yini uphawu lukamoya ongcwele emuva empilweni yakho, olothando, intokozo, izithelo zikamoya, ukufakaza ukuthi usindisiwe? Nxa engakakwenzi lokho, khona-ke akakaluqapheli ukholo lwakho okwamanje. Wenze nje isivumo, akakasamukeli kulenye into engalunganga. Ungathanda ukumamukela? Khona-ke phakamisa isandla sakho nxa ekhona omunye singakakhuleki. UNkulunkulu akubusise, khosikazi elincinyane. UNkulunkulu akubusise lawe emuva le futhi. UNkulunkulu akubusise, kulungile. Omunye futhi singakakhuleki, kulungile. UNkulunkulu akubusise emuva le dadewethu. UNkulunkulu akubusise mfowethu. UNkulunkulu akubusise mfowethu. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Kunjalo ezinye ezilithumi, izandla ezilithumi lanhlanu ziphakanyisiwe. Manje kasikhulekeni. Nkosi ebusisiweyo, esihlalweni sabo bathola i-altare, kusesihlalweni sabo lapho abahlezi khona manje, ukuthi ukhulume enhliziyweni zabo ukuthi kabalunganga. Kusezihlalweni zabo ukuthi ubeke isifiso enhliziyweni yabo ukuba balangazelele kakhulu ukuba njengoJesu. Bafuna impilo zabo ziguqulwe, bafuna ukuba mnene lokuthobeka, bafuna ukuthamba futhi begcwele ngokubekezela, bafuna ukuba lesineke, bebekezelelana, bafuna ukufanana lomKristu kangako, ukufanana loKristu kangako, kuze kuthi umhlaba uthi lapho besehla esitaladeni, leyo ndoda ingumKristu sibili, umfazi lo ungumKristu sibili. Oh, bathambeke kakhulu, abamnene kakhulu, abantu abanhliziyo onhle. Siphe khona Nkosi ukuthi bazakwamukela leso sehlakalo lobu busuku, futhi bangaphumuli ekweneliseni kwebandla labo, phezu kokudlelana laliphi ibandla loba yiphi inhlanganiso yesonto, kumbe loba phezu kwamadlabuzane abo, phezu kwanoma kuphi ukwedlulisa amalawulo okunjengamadlabuzane, into eyenzakalayo, mhlawumbe bamemeza, bakhuluma ngendimi kumbe enye into. Oh Nkulunkulu olaphakade, mabangazami ukuthemba ukungena ezulwini kulokho, ngoba sikubonile izikhathi eziningi kusehluleka ngohawulisayo, futhi wathi kuzakwehluleka loba zindimi ziza kuphela, lapho okulesi profethi sizanyamalala, lapho okulolwazi khona luzanyamalala. Oh, lapho zonke lezi izinto ezikhona loba izipho, izimangaliso zokusilisa ziyakuqedwa, kuphela lolothando lobuNkulunkulu luzahlala. Nkulunkulu, dala lokho enhliziyweni zabo, futhi mabazi ukuthi lowo ngumoya oveza izithelo. Kwenze nje manje Nkosi, lapho silindela kuwe, ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Ameni. Amabhola omlilo ephapha, lokubona amajuba athendele esiyamuva laphambili esakhiweni, ukubona uKristu esizalameva ezandleni zakhe, futhi lezakhe. Oh, belikwazi ukuthi lokho yikuhlelwa komphiki uKristu. Wathi lapho izinto lezi ziqala ukugcwaliseka, khona-ke khangelani phezulu, ukuhlengwa kwenu kuyasondela. Khona-ke yiso isizathu ngithanda ukucindezela umzuzu wonke engiwenelisayo ebandleni, futhi ngiliqinise. Umfowethu Nevile angeke ahlala elathi. Ngiyakholwa umfowethu Nevile ukuba ngomuhle umfundisi wevangeli eliphilileyo. Asazi lokho okuzenza indlela yakho kupulipiti. Futhi lapho kufika lapha, izimvu zami ziyalazi ilizwi lami. Hlala lalelo lizwi, ungasuki kulelo lizwi. Wena hlala khona kanye lalo, lime liqinile enkululekweni lapho uKristu alikhulule khona. Lingabotshelwa kuwo wonke lawo majogwe obugqili lokunjalo. Mana liqine futhi lime likhululekile. UNkulunkulu uzalibusisa. Asilalutho emhlabeni lokulwesaba. Lihlezi likhathazeka. Ngiyananzelela abantu besiza ukuzokhulekelwa, bayasondela bangene emzileni. Isikhathi esilandelayo bebona umkhankaso osiliso, bayangena kulumzila. Bangene kulumzila. Angibacali, bazama ukuthola ukukhululeka, kodwa bahamba ngendlela engayisiyo. Wenza okuphambeneyo lokho uNkulunkulu athi ungakwenzi. Bona, lapho uhamba ngesibindi esihlalweni somusa, futhi ukholwe ukuthi ucelile, uzakwamukela. Hlala kanye lakho. Yiyo indlela okwenziwa ngayo, hathi ukugijimagijima nje kwenye imishini usiya kwelinye, usuka kwelinye ibandla usiya kwelinye ibandla, umkhankaso ngomkhankaso. Ngani? Benza limkhankaso esiliso njengequku lombhedo. Ngeqiniso bakwenzile. Sekufika endaweni lapho abantu abakhaliphileyo bayakhangela ngalapho, futhi bayamangala ukuthi kumayelana ngani. Lapho uNkulunkulu kafuni lezo zinto, usiliso aludingi ukuba semkhankasweni. Usiliso kumele lube sebandleni lesigaba ngasinye. Zonke lezi izipho zisebenza Kodwa lingantunyi ngalezo zipho. Ungakhangeli isipho. Nxa uNkulunkulu efuna ukusebenzisa okwenye into, uza kwenza. Kodwa khangelani umuphi. UMartin Luther kanye ngemva kokukhuluma ngendini, wabuza ukuthi kungani engakutshumayeli. Wathi, nxa ngingakutshumayela lokho, abantu bami bazalandela isipho. Esikhundleni somuphi. Kunjalo, umuntu ngesinye isikhathi ekhuluma, futhi waqala lapho etshumayela ngaphansi kokuphefumulelwa, wakhuluma ngendimi, wathi, Nkulunkulu, ngithethelele ngokuvungama amabala alobula, ngeqiniso, bona, futhi babelazo lezo zinto, siyazikholwa lezo zinto, kodwa kumele zibekwe endaweni yazo, futhi akumelanga kubekwe njengobufakazi. Akulanto eyodwa eseleyo eBhayibhelini njengobufakazi bukaMoya Ongcwele, kuphela izithelo zikaMoya. Kumana loba iphi indawo uJesu atsho njalo, yebo mnumzana, ubufakazi bukaMoya Ongcwele, isithelo somoya wakho. UJesu atsho njalo, ngezithelo zabo lizakubazi, futhi isithelo sikaMoya luthando, intokozo ukuthula isineke ukulunga, ukuthula ukuthambeka ubumnene, futhi isithelo sesitha, yibutha, inzondano umona umbango, lokunjalo, yiso isithelo sesitha. Ngakho ungahlulela ngendlela ophila ngayo, lapho ome khona lo Nkulunkulu, nxa inhliziyo yakho yonke ithandana layo, futhi umthanda, futhi uthambile, futhi uphila layo insuku zonke, uyazi udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Nxa kungenjalo, futhi kungenjalo, ulingisela nje umKristu, kunjalo, okuyikuthi, konke ukulingisela kwenyama, kuzavezwa obala, siyakwazi lokho. Ngakho, ungaphili lolo hlobo lwempilo, awudingi ukwenze, kungani usamukela into yokubeka esikhundleni, lapho amayezi wonke phezulu, egcwele ngokuhle lokuqotho. Ngeqiniso, angithathe uNkulunkulu, yikho lokho engikufunayo. Amen. Manje ukhona obuye ukuzokhulekelwa, uba ubuyile, phakamisa isandla sakho, sibe lenkonzo yokusilisa lokhu kusa. Ngithemba khona ke, ikhosikazi leli lapha, kulungile. Dade, ungeza phambili khona ke. Futhi umfowethu ilunga elidala lapha angeza manje okogcobo. Akamangalisi na, kasikhothamiseni amakhanda ethu ngokuthula sibili manje. Futhi, khanya phezu kwami njalo. Manje wozani manje, wonke umuntu, ukuthi, khanya, umkhonze nje, yena emphefumulweni wakho. Manje, bona, lithula. Inkonzo yosiliso iyabuya, umbiko usuphelile, asikhonzeni.
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's from earth to glory, I only ask to be like you. We walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light. Of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of
the world. Samukele Nkosi, lapho sikukhonza wena.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light.
Alikuthandi nje lokho kuhlanzwa na, izwa kahle na, phakamisa isandla sakho, chono, ulenye into mayelana ngalezo zingoma zesidala, ihubo lesikhathi sakudala. Okungcono ngibe lazo kulalezo zingoma zonke zomhlaba ezintsha ezibekiweyo lasemabandleni esiKristu. Ngiyathanda lezo sikhathi sakudala, ngiyathanda. Ngingaphuma emhlabeni kalula kahle lapho lokho kuhlatshelwa. Alingeke na, kumangalisa okunganani. Ngabe sekuyiqedile indaba yonke na. Liyazi, ngiyathokoza, sengiqedile indaba. Awuthokozi na. Isikweledi esidala siqediwe kudala. Ngamtshela, Nkosi, kangifuni uhlupho phansi emfuleni. Ngifuna ukuba leqiniso manje. Ngifuna ukuba mazi. Ngifuna ukuba mazi. Kuleli khulu, igodi elimnyama elibekwe phambi komunye lamunye wethu sonke. Sikondeleyo ndlela. Sonke isikhathi, inhliziyo yethu ichaya. Ngiyasondela lokusondela. Kodwa lapho ngifika lapho, ngangifuni ukukhala njengegwala. Ngifuna ukuzithandela ngezambatho zokulunga kwakhe. Ngingene kukho ngisazi lokhu, ukuthi ngiyamazi ngamandla okuvuka kwakhe. Ukuthi lapho ebiza, ngiza kuphuma phakathi kwabafileyo. Ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe, kasihlabeleni manje.
Away, nor let me.
a great teacher, as thou hast taught us in thy most
manje mfundisi omkhulu njengoba usifundise elizwini lakho elimangalisayo inhliziyo zethu ziyaqhuqa nje ngomusa wokuhlwithwa ukwazi ukuthi sedlule ekufeni sangena ekuphileni konke kungasebuhleni benkosi yethu uJesu owasibizayo futhi wasigeza egazini lakhe futhi wasiletha phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu singelacala singasoleki ngoba wathatha izono zethu asilasono. UNkulunkulu wabeka ububi bethu thina sonke phezu kwakhe futhi walinyazelwa iziphambeko zethu. Oh, simthanda kanganani iwundlu elikhulu likaNkulunkulu. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzasinika ukuphumisela ukubonakalisa ukuthi singatshela abanye ukuze babe mazi labo futhi bamthande ngoba uyabathanda. Siphe umusa futhi ngiyakubonga Baba ngalezo ngane ezisanda kuzalwa ezingene nje embusweni kaNkulunkulu. Babafumanise ibandla lekhaya elihle kwenye indawo futhi lapho bakukhonze ukufa kuze kubakhulule kulumzimba omdala wezinhlungu lokufuthelwa futhi ubalethe phambi kwakhe bengelacala bengasoleki esikhathini esizayo lempilo elaphakade ngoba siyakucela ebizweni lakhe. Amen.